Baba wethu osezulwini, silokuthokoza limini ngalokhu, elinye ithuba lokuma kuphulupithi ukumemezela inotho engahlolisisekiyo kaJesu Kristu emhlabeni ofayo, lo ongela uNkulunkulu, ongela Kristu, ongela themba, futhi ongela themba lokuhamba kanye loJesu lapho esiza. Futhi siyazama Nkosi ukukwazisa uJesu Kristu ezizweni. Futhi lapho sisabuthene lapha limini, makuthi uMoya oNgcwele akhulume futhi akhudumeze izinhliziyo zethu, futhi asikhuthaze endleleni, makuthi abagulayo basiliswe, lezoni zisindiswe, futhi lalabo abadangeleyo bakhuthazwe. Futhi makuthi uNkulunkulu amukele lonke udumo lokuhlonitshwa, futhi makuphiwe ebizweni lakhe, ngoba leyo injongo yethu, ngoba sikucela ebizweni likaJesu. Amen. Hlalani phansi. Ngiyathaba limini ukuma lapha njalo, futhi laseBeaumont. Futhi ngivame ukuba ngidiniwe. Ngihamba kusukela ngeKhisimusi ngingelakuma. Kayisikho kuchumayela kangako engikwenzayo, lokho okungenza ngidinwe. Kuyimbono engenza ngidinwe. Inkosi yethu ohodwa wambangela ukuthi achibilike, futhi athi amandla akhe asemchiyini. Umbono ohodwa phezu komprofethi uDanyeli wathi wahlupheka ekhanda lakhe okwensuku eziningi. Futhi-ke kasingeke sichasise izinto lezo, siyakwazi nje zinjalo. Futhi kakula okwazi ngcono ukulalabo okwenzakele kibo. Futhi-ke siyathaba loba kunjalo. Lokho engizama ukukwenza ikusebenzisa isipho sokuprofetha emsebenzini wokuvangela, futhi kakusebenzi ngaleyo ndlela. Kulungile, kunzima kakhulu ngakho, kodwa ngifuna ukutsho lokhu lapho ngisiza ekupheleni komgwaqo, futhi lapho leli dolobho lapha liphakama, futhi nxa lesi isizukulwane ensukwini zokucina, kangifuni igazi lomuntu phezu kwami, ngifuna ukukhululeka kulo lonke igazi. Futhi ngizamile konke engikwenelisayo ukubeka ngendlela yombhalo linkonzo leyo inkosi engiphileyo ngayo yonke indlela engazi ngayo. Futhi ngiyazi uMoya oNgcwele ngomusa wakhe uyangivumela ngiphile njalo, lokho kangicabangi kube khona amachata. Ngiyathokoza kumfowethu uPerry Green lakulaba abazalwane lapha, labo ababeke imizamo yabo ukwenza lumhlangano uphumelele. Nxa kukhona umuntu olahlekileyo kuleli dolobho, kulesi sizukulwane, ngeqiniso kakuyikuba phezu kwalawa madoda, ngoba baphendule ilitshe lonke ukwenza kuphumelele. Ukupha abantu ukudla, ukubatholela indawo zokulala la kuthelevishini, yonke indawo, bethatha nje imali iphuma ezikhwameni zabo futhi bayinikeza, ukuze khona bazi ukuthi amaxuku esilawo akasoze enelise ukusekela okunjengalokho, futhi-ke bayikhuphe ezikhwameni zabo ukukwenza. Ngakho ngiyacabanga lokho kuyamangalisa njengomunye umuntu olombono onjengalokho. Ngiyakholwa kwakukhulunywa kumaHebheru isahluko 11, labo umhlaba ongabafanelanga, futhi lokukhupha intamo zabo phandle esikhathini lapho inkonzo ingadumanga phakathi kwabantu abaningi kakhulu, labo abafanele bayikholwe, labo abakukhulunywe ngayo, kodwa lapho enye into isenzakala khona-ke bayehluleka ukuyibona. Kodwa kumele kube ngaleyo ndlela, limele nje liqondise amahlombe enu futhi liqhubeke lihamba. Ukwazi lokho, khumbula phambi kwakho kwakuyinto efanayo, bamchaya besehla khona ngomgwaqo ngendlela efanayo. Abantu abakaze bazi ihola labo lokuvakatshelwa. Ngakula owabaprofethi owake waziwa, uJesu wathi labafaka emathuneni liyawacecisa amathuna abo manje. Yini elabafaka phakathi lapho? Nguphi wabo lo uNkulunkulu amthumayo elingazange limzingele lokumbulala. Kasikuthatheni kusukela lapho kusiya wehle phansi kuMartin Luther futhi kusehla kusiya awu Irenaeus noMartin Ongcwele futhi kusehla phansi ezikhathini bekuyindlela efanayo la kuJona uJohana waseArk umprofetikazi wenkosi. Linabantu beKatolika lapho lowo mfazi wayebona imibono lokunjalo futhi abatshele yayigcwaliseka njengalokho akukhulumileyo. Kuyini elakwenzayo lamtshisela esigodweni lisithi ngumthakathi? Phose ukudlula kweminyaka engamakhulu amabili lavuka futhi lafumana lokho elakwenzayo. Yebo ke bazihlawulisa begebha imizimba yalabo bapristi abamenza ukuthi atshiswe futhi bawaphosela emfuleni. Lokho yinhlawulo enkulu yokwenza. Babehlulekile bathi uPatrick Ongcwele wayengumkatolika weRoma. Loba ngubani oyaziyo imbali uyakwazi lokho akusikho. Yena ngoqobo ngokugcizelela akavumelananga loPapa wayengahambi ukuyahlala wayengeke akukholwe lakancane. USaskath wakulibizo lakhe lalingaso Patrick Ongcwele, kodwa emva kokuba esefile futhi engasekho futhi libulala izinkulungwane zabantwana bakhe izikolo zakhe, wayengavumeli isiphambano kumbe ulutho lube sezikolweni zakhe. Futhi kulokhu kunjalo phezulu enyakatho Ireland lamuhla into efanayo. Wayengeke avumele lokho kungena ezikolweni zakhe. Wathi abantu bazabe bekhangela izithombe kulalokho afuna ukuthi bakubone. Wayelamandla ngamoya ongcwele, wakhuluma ngendimi, waye lezimangaliso ezinkulu lezibonakaliso. Kungani ibandla lingachumayeli lokho lamuhla? Bona futhi bonke labo abantu abazange babe bazi baze bahamba bedlula khona-ke siyazama ukwakha amathuna abo. Kuliqiniso ukuthi siphila ibandla lihlezi liphila ekubenyezeleni kokukhanya kolunye usuku. Futhi khona-ke ukubenyezela yikukhanya kwamanga. Kuyini ukubenyezela? Kunjengamajankala jimu emgaqweni, ilanga liyakhazimulisa phansi futhi lenze amajankala jimu. Kukhangeleka njengamanzi kodwa khona kawungeke ufike kikho. Kakukho. Yiyo indlela abantu abenza ngayo lamuhla. Bathembisa into eza kuba ikhatshana kumbe into esemuva le kumbe phezulu lapha, kodwa kabasoze bafike kiyo. Ngilokubonga okukhulu ukuthi uNkulunkulu wethu kayisuye uNkulunkulu onjalo ungofanayo izolo lamuhla lanini nini. Sifika kikho lapho sikukholwa. Kukhona lapho yonke into eyathenjiswa esikhathini kukwenza kube lukhuni. Kodwa-ke lapho kumele siqhubeke sihamba ngokufanayo sikholwa. Futhi ngeqiniso ngiyalithakazelela lonke ukusebenzela kwenyu ndawoni lapho ngilapha edolobheni ngangilapha iminyaka eminingi edluleyo, kanye lomngane wami omdala umfowethu Boswell noRaymond Richie labaningi babazalwane ababuyayo lapha. Ngilokhu ngikholwa ivangeli elifanayo kangitshintshanga lakancinyane. Lokhe nje kuyinto efanayo. Kodwa uyabona imvuselelo yayiqhubekela phambili lapho. Futhi lapho okungela mvuselelo kawungeke nje wenelise ukuba izinto zenziwe. Inkonzo isihambe phambili sibili yayilitshela kuphela ngaleso sikhathi. Lokhu kwakuza kuza bangaki abakhumbulayo lokho sibili liyakukhumbula. Futhi kwabuya khona kanye njengalokho okwathi kuza kwenza. Khona-ke ngangizathatha abantu futhi ngibeke izandla zami phezu kwabo, ngalitshela lokho angitshela khona. Futhi yiyo indlela okwenzakala ngayo. Kuyikho khona kanye kakuzake kwehluleke ukuba liqiniso sikhathi sinye ngasinye. Ngakho kufanele kubuye kuvela kuNkulunkulu. Kakula muntu owaye ngakuthandabuza lokho, kodwa uyabona imvuselelo kayiqhubeki. Ubukho bakho nje ukuhamba kanye labantu ngani abantu babephakama baphume emibhedeni lakumastretcha futhi bahambe yonke indawo. Veka nje izandla zakho phezu kwabo futhi minabo. Lokho nje kwabenza badayizele. Mabona imizila lapho okuba khona amane futhi amahlanu amakhulu abantu besiza emizileni izacuthe izimungulu iziphofu abalencwala futhi kungela ngitsho loyedwa wabo owehlulekayo kodwa ukuthi basiliswa bonke munye lamunye wabo. Kuzame lamuhla bona kakulamlilo eRoma lapho imililo icitsha ethempelini eVista abantu bahamba ngekhaya bona manje kakulamlilo wemvuselelo ukukusekela bona kuyikho lokho nje emva kwesikhatshana nxa umhlaba usima bazaqala ukuphila ekubenyezeleni njalo bona futhi yiyo indlela okuhlezi kusenza ngayo kwedlula futhi wabeqa bonke futhi leso sizukulwane siza kwahlulelwa ngalokho okwadlula kubo bahluleka ukukubona uJesu Kristu uyaphila limini uhamba hamba lapha kanye lathi khathesi uhlala ekhona lapho ababili kumbe abathathu bebuthene ebizweni lami ngiphakathi kwabo kukholwe lokho awungeke na ngithemba nxa inkosi iphuza ngiza kuphenduka futhi ngizokuba lani kwesinye isikhathi njalo uba ngingasoze ngilibone njalo lapho ngihlangana lani esihlalweni sokwahlulela sikaKristu lapho esizahlangana khona sonke khumbula ngilitshele iqiniso ngizabe ngilokhu ngikutsho lokho lapho ngihlangana lani khonale ukuze kube lapho makuthi inkosi ilibusise kakhulu lingikhulekele ngifuna imikhuleko yenu. Angisemncinyane njengalokho enganyiyikho ngaleso sikhathi. Kungaba yiminyaka elithumi lambili, elithumi lane edluleyo. Futhi omunye umuntu wangibuza ngolunye usuku wathi, "Kule minyaka emingaki, mfowethu Branham?" Ngathi, "Ngisanda kudlula amathumi amabili lanhlanu." Ngathi, "Amathumi amabili lanhlanu edluleyo." Ngayedlula. Futhi, ngakali ungakutsho umuntu kuphela lapho uzalwa uyaqala ukukhula njengekhandlela kumbe uchiswa uyalumathiswa kodwa uyakhula uze ube phose amathumi amabili lambili usiya kumathumi amabili lantathu ngangila ndaba lokuthi uzinakekela okuhle okunganani uyaqala ukufa khona lapho futhi uyaqhubeka usehla lokwehla kuze kuthe kuphele. Ngabuza eKiwanis ngolunye usuku lapho ngangikhuluma ngathi ngifuna omunye umuntu. Udokotela wangitshela wathi angeke ngikholwe indaba kaKristu ngoba angeke ngikholwe ukuzala kwentombi emsulwa. Wathi kangikholwa ukuthi kulento enjalo. Ngathi ukuzala kwemvelo kuyimfihlakalo kakhulu kimi kulokuzala kwentombi emsulwa. Ukuzala kwemvelo kubona ukuthi kwenzakala njani lokuthi kuqunywa njani lapho lokho kuhlangana liqanda liphi lapho kule nkulungwane zembewana lenkulungwane zamaqanda. Hathi awokuqala amabili ukuhlangana kuhle kube yikho kodwa mhlawumbe uthi awu okubili phambili oh hachi bona kuza kuma eyodwa mhlawumbe izaphakama imbewana evela ngasemuva okudoda kuleli icele futhi iqanda eliphakathi iyanquma loba kuza kuba inkazana kumbe umfana olenwele ezinyama olenwele ezibomvu amehlo aluhlaza okwesibhakabhaka okumbe loba kuyini okuza kuba yikho kulento eyenza leso sinqumo okunye kwakho uyoma kuyimfihlakalo kakhulu kubona umsebenzi kaNkulunkulu futhi ke kubona abantu bele ngqondo encinyane ekhawulayo njengalokhu esiyikho bezama ukwala imisebenzi yakhe emikhulu. Le ndoda yathi kimi awu yena wayengeke akhole loba yini leyo engeke ifakazelwe ngokweze science. Ngathi uyakhola ukuthi ulomphefumulo? Wathi sibili. Ngathi khonake ufakazele kimi ngokwesayensi ukuthi ulawo? Ngathi uyakholwa ukuthi kulento enjengothando? Wathi sibili. Ngathi uyamthanda umkakho? Yebo. Ngathi khonake akungitshengise ngokwesayensi yiphi ingxenye yakho eluthando? Ngifuna ukuthenga enye. Ngizahamba esitolo semithi loba ngapi lapho abaluthengisayo. Ngifuna lonke olunengi lwalo. ngithanda ukuthenga uthando. Bona, zonke izikhali zikaNkulunkulu ngezomoya, uthando, intokozo, ukuthula, isineke, ukuthambeka, ubumnene, ukubekezela, futhi lo moya ongcwele. Bona, zonke isikhali somkholwa sikhangele kokungabonwayo, ukholwa lokho okukhulunyiweyo. Bona, akawukuboni lokho okukholwayo. Bona, akawukuboni khona kungenani. Ukukhangela ngamehlo akho, ubona ngenhliziyo yakho. Bona, ukhangela loba yini uthi kangikuboni khona nje, utsho ukuthi kawukuzwisisi. Bona, ngakho ngambuza lokhu ngathi, kuba bengine jagi yamanzi futhi ngibeke ingilazi lapha, futhi ngithulule amanzi kuleyi ijagi ngiwathele engilazini, futhi ibisigcwala okuyingxenye, futhi-ke ngiqhubeke nje ngithela amanzi, futhi-ke kuyaqala ukuya phansi. Ngokwesayensi ngitshele lapho amanzi aya khona. Bona, ngathi lapho ngisasengumfana omncinyane iminyaka elithumi lesithupha ubudala, ngangisidla ukudla okufana lengikudlayo khona khathesi, indumba, isinkwa, amagwili, inyama. Ngathi sonke isikhathi ngisidla, kuyini okwakukwenza? Kwakha izakhiwo zezicucu zegazi. Ngakhula njalo ngaqina isikhathi sonke. Futhi lapho ngifikisa mhlawumbe amathumi amabili, ngadla okunengi lokungcono manje kulalokho engakwenzayo kuqala, ngoba ngangingelakho lapho okokudla, kodwa ngidla okunengi lokungcono kulalokho engangikwenza. Manje sengisiba mdala futhi ngiphela amandla, futhi kukanti lokho kudla kwakha izakhiwo zezicucu zegazi. Ngingezelela impilo entsha isikhathi sonke, futhi ngisehla phansi isikhathi sonke. Isikhathi esimisiweyo sizasigcina lokho kukanye loNkulunkulu. Kunjalo sizakwenza njalo. Ungeke ufakaze uNkulunkulu ngokwesayensi. Uyamkholwa nje uNkulunkulu, futhi uyamkholwa ngokwelizwi lakhe. Manje limini ngifuna ukubonga munye lamunye wenu, udade wethu omncinyane omuhle lapho kupiyano, lowu olapha, futhi lonke linabantu bachumayeli munye lamunye wenu. Inkosi ilibusise. Ubusuku kabuyi kuba mnyama kakhulu, izulu kaliyi kuna kakhulu, kodwa lokho ngizalisiza kuba ngisenelisa. Ngangivame ukuthi ngangibuya kini, kodwa sokulabanengi khathesi, kube ngifike umhlaba wonke, uyabona, futhi kukuyo yonke indawo. Kodwa ngifonele nje intandathu, kumbe ungibhalele incwadi, ngizakuthumela ilembu lomkhuleko loba yini engingayenza. Yonke into kayibizi lutho impela, kabula imali kulokho. Bona, ngagcina imihlangano yami injengalokhu ukuze ngenelise ukubuya lapho abangelamali khona. Ngabamba umhlangano lapha kungasikude phakathi kwetabhanekeli elalithwele abantu abangamathumi amabili kuphela. Imihlangano yobusuku obubili wakukubi kuqanda phose ithumi phansi kwezero, kodwa inkosi yangithumela lapho, futhi into ezinkulu zenzakala. Kangila zinhlelo ezinkulu, umsakazo, ithelevishini, lakho konke okunye lokho. Abanye abafowethu balakho lokho, mhlawumbe bakhaliphile, amadoda ezengqondo bayakwazi okokwenza, futhi inkosi iyakuvumela, njengo-Oral Roberts namadoda anjalo. Lawo okufanele babe lenkulungwane zamadola ngosuku angeke asebenze ngenye indlela, futhi lokho ngokwembangela enhle. Futhi lokho kayisikho okwami. Ngangifuna eyami ihlale imincinyane njalo ithobile, loba ngaphi engingaya khona, futhi loba ngaphi uNkulunkulu angibiza khona. Kangila lutho lokungibamba khona-ke, ngiyasuka nje futhi ngihambe loba kungaphi okukhona. Yiyo inkonzo yami. Lingikhulekele ukuthi inkosi ingisize ukugcina ukholo, futhi ngingakhangeli emuva, ngikhangele phambili lapho engiya khona, hathi ukukhangela lapho engangikhona, ngikhangele lapho engiya khona, ngikhohlwa lezo zinto ezedlulayo. Sikhuthalela ukufinyelela ukubizwa kwaphezulu kuKristu. Ngifuna ukubala okunye okuvela eBhayibhelini likaNkulunkulu lamuhla. Ngikhethe nje isifundo esincinyane ngoba ngalitshela ngizakwehlela ngibuye futhi ngikhulekele abagulayo limini, bonke labo abaphethe amakhadi okukhulekelwa, futhi lalabo abafuna ukukhulekelwa bazakhulekelwa. sizakwenza lokho futhi ngihlezi ngizama ukugcina isithembiso sami. Manje omunye umuntu lapho usitsho lokho uthi awu wathembisa ukuba sendaweni ethile, ngingeke ngithandabuze kodwa ukuba kukhona indawo ezine kumbe ezinhlanu e-United States khona lapha engifanele ngibe khona lamuhla. Lapho omunye umuntu athi ngiza kuba khona lapho, angizange ngithi ngiza kuba lapho, kodwa baya kutsho khona, uyabona, bekubeke ephepheni futhi bayafonela ekhaya sonke isikhathi. Awu luyini uhlupho? Bathi kungani kumbe abanye abasebenza ehofisini, awu kube fanele abe lapha, bazisa ngaye lapha, awu isaziso sisephepheni. Angizange ngazi lutho ngakho, angeke ngenze lutho ngalokho, ngilomlando kuphela ngalokho engikuchoyo ngokwami. Ngakho manje limini ngifuna sonke njalo nxa sithanda sisukume ekubaleni kwelizwi futhi sizazama ukuphuma phakathi mhlawumbe kwehola linye inkosi ithanda ukuze libe liqinile ukuya enkonzweni lobu busuku. Futhi isizathu sile mihlangano le ngesonto emini ukuze singaphangi muntu emabandleni enu. Abantu abafuna ukukhulekelwa lapha, abagulayo labahluphekileyo, awu sihlezi sifika ekubakhulekeleni. Khona-ke kakuphambanisi inkonzo yenu. Akulandaba kulezikhathi eziningi kulendoda engingavumelani layo, labo kabavumelani lami, kodwa uba kungeke kube phezu kokuvumela abanye futhi laphezu kwemicabango yobudlelwano obungcono futhi lezinto. Khona-ke angikutsho ulutho ngakho. Uba ngingavumelani lo muntu khona kangako, uba ngingeke ngibeke ingalo yami kuye, uvela enhlizweni yami, ukwazi ngumfo wami, khona-ke angifanelanga ukube ngikhuluma laye. Kunjalo kumele senze lokho. Manje lina elifuna ukuvula amabhayibhili enu, vulani ku-Isaya isahluko 6. Ngifuna ukubala kuvela lapho limini ekuvaleni inkonzo. Ngithathe isifundo. Ngomnyaka lo u-Uziya esifa, ngabona inkosi ihlezi phezu kwesihlalo esiphezulu lesiphakemeyo, umsila wengubo yakhe wagcwalisa ithempeli. Ngaphezu kwayo kwakumi amaserafi, yilelo lalelo lilempiko eziyisithupha, ngezimbili lagubuzela ubuso balo, ngezimbili lagubuzela inyawo zalo, langezimbili laphapha. Elinye lamemeza kwelinye futhi lathi, ingcwele, ingcwele, ingcwele inkosi uNkulunkulu wamabandla, umhlaba wonke ugcwele inkazimulo yayo. Futhi insika zomnyango zanyikinyeka ngenxa yelizwi lakhe omemezayo, futhi indlu yagcwala intuthu. Ngase ngisithi, maye kimi ngoba ngiphelile, ngoba ngingumuntu olendebe ezingcolileyo, futhi ngihlala phakathi kwabantu abalendebe ezingcolileyo, ngoba amehlo ami abonile inkosi, inkosi yamabandla. Waseliphaphela kimi elinye lamaserafi liphethe ilahle elivuthayo esandleni salo elalilithethe ngodlwawo elathini, futhi lathinta umlomo wami ngalo, futhi lathi, khangela lokhu kuthintile indebe zakho, lobubi bakho ususiwe, lesono sakho sithethelelwe. Njalo ngasengisizwa ilizwi lenkosi lisithi, ngubani engizamthuma futhi ngubani oza kusiyela? Ngasengisithi, nangu mina, thuma mina. Asikhothamiseni amakhanda ethu. Nkosi elomusa kakhulu, thatha amazwi lawa futhi makuthi ukuzindla kwenhliziyo zethu khathesi kwamukeleke kuwe. Makuthi umoya ongcwele omkhulu ahambe ezindebeni zesikhulumi nasendlebeni zomlaleli, ukuthi ndawonye kulethe inhlonipho ebizweni lakho ngelizwi lakho, ngoba sikucela okwenkazimulo kaNkulunkulu. Amen. Lingahlala phansi. Ngizaqaphela manje ukuthi ukuze sibe lesikhathi esineni enkonzweni yomkhuleko. Manje lalelisisani lapho ngizama ngale imibhalo emilutshwana lamanothi engiwabhale phansi lapha ukukukhuluma. Kwezinye izikhathi kangidinwanga lokukhathala, kangikaze ngaphi ngibhale phansi umbhalo ngisazi ukuthi ngingawukhumbula. Kodwa ngesikhathi esedluleyo bese kunjalo, kwezinye izikhathi nje ngiyakho angeke ngicabange ngakho. Ngakho ngiyabhala phansi lapha okuyinto okuncinyane njengombhalo othile ngiyakwazi ukuthi lokho kuchoni futhi nje ngihambe kusukela lapho kusiya ngifuna ukukhuluma ngesifundo ye imfundzelelo manje liyazi kulowo munye umuntu omfundzelelayo impilo yakho incwadi elothiweyo ebalwa ngumuntu wonke ngakho ke uba impilo yakho ingahambelani lobufakazi bakho kumbe ubufakazi bakho mayelana lempilo yakho bengisitsho khona ke kule ubeka isikhubekiso endleleni yomunye umuntu ngoba omunye umuntu ukukhangele omunye umntwana omncinyane ukhangele unina ukhangele uyise lapha iminyaka edluleyo ngabala indatshana encinyane ngesikhathi sekhisimusi eyayi sibili yakhudumeza inhliziyo yami yayidabukisa lapho indoda yayiphumile futhi yayiyindoda elungileyo wayenganathi sibili kodwa wayephumile phandle ngesikhathi sekhisimusi futhi evakatshela abangane bakhe futhi bonke bathi kuye bathi John thatha okuncinyane natha nje kancinyane futhi kusukela indlu ngendlu wanatha okuneni futhi kwakumele abuyele ngekhaya futhi esedlula ephaki umfanyana wakhe wayelaye futhi walahlekelwa ngumfana omncinyane futhi wachibilika lapho futhi wakhangela futhi umfana omncinyane wayehamba nje kusukela kwelinye icele esiya kwelinye futhi ubaba wamlindela waze wafika kuye lumfana omncinyane wathi kungani uhamba ugcwala iphaki yonke ndodana kuyini okukwenza uhambe njalo wathi baba ngizama ukuhamba emanyathelweni akho futhi lokho kunjalo bona omncinyane indoda yaphakamisa lumfana omncinyane wahlala phansi wathatha lumfana omncinyane engalweni zayo wathi uNkulunkulu ngixolele ngifuna ukuhamba ngiqondile ukuze indodana yami ngemuva kwami ihambe iqondile futhi yikho lokho esifuna ukukwenza njengamaKristu sifuna ukuhamba njengamaKristu siphile njengamaKristu sikhulume njengamaKristu iminyaka eminingi edluleyo lapho babejwayele ukuba lokugqili eningizimu bona phansi eKentucky lase-Alabama futhi phansi lapho engivela khona babejwayele ukuthatha abansundu futhi babathengise emkambo ebhlokweni yokuthengisela emkambo njengokuthi nxa kule mota ezake zasetshenziswa kumbe enye into ngiyakholwa akula muntu ofanele abe yisigqili uNkulunkulu wenza umuntu njalo umuntu wenza izigqili futhi babejwayele ukubuya futhi bazithenga njengalokho ungathenga imota eyake yasetshenziswa uthathe incwadi yokuthengiselwa lokunjalo leyo kwakuyinto esabekayo ngakho ngolunye usuku kwakulomthengi owabuyayo othenga athengisele abanye epulazini elidala elalilezigqili eziningi futhi wathi kulezigqili ezingaki oh wathi phose ikhulu lamachumi amahlanu phandle le ngiyathemba wathi ngingaphuma phandle futhi ngizikhanyele wathi sibili zisize ngakho waphuma phandle ukuyakhanyela izigqili futhi lapho ekhanyela lapho wananzelela laba bafu izikhathi zonke babedanile bona amabhuwa babaletha bevela eAfrika babethulela eCuba phandle lapho futhi baba thumela ngapha eningizimu futhi babathengisa njengezigqili futhi babekwazi ukuthi kabasoze babuyele ekhaya babekwazi ukuthi kabasoze baphinde babone obaba babo labo mama njalo kumbe abantu babo amadoda abafazi lokunjalo babe izihlupheki zomumo lowo abangazenzelanga wona futhi namba belapha kachana lasekhaya futhi bedanile futhi kwezinye izikhathi babethatha imichilo futhi bababhule njengalokho abakwenza isilo inkomo lenkabi amabhiza lezinto njalo ke babe bayenza besebenze futhi lokho bananzelela lumthenga athengise omncane wananzelela kwakulomunye walezo zigqili ezincane babengadingi ukumtshaya ngomchilo mina bo waye phakamise isilevu sakhe phezulu amahlombe akhe ngemuva futhi waye khona kanye endaweni sonke isikhathi babe ngadingi ukwenza loba yini kuye waye lomsebenzi wenziwe ngakho umnini wezigcili wathi umthenga athengise wathi kulumnini wathi ngithanda ukuthenga isigcili leso wathi oh hachi wathi akathengiswa wathi awu kungani engathengiswa wathi kuyini wena wathi kuyini okumenza abe ngaleyo ndlela wathi nguye oyinduna phezu kwabo bonke wathi oh hachi uyisigqili wathi umupha ukudla okwehlukene lalokho okwenzela abanye wathi hachi bonke badlela phandle emabhodweni ndawonye wathi uyisigqili nje wathi awu kuyini okumenza enze okwahlukileyo kulezinye wathi uyazi ngangihlala ngimangala ngalokho lami ngaze ngafumana ukuthi becheya kibo e-Afrika lapho abavela khona ubaba wakhe yinkosi yesizwe futhi kunjalo ungowezizweni kajana lasekhaya kodwa uyakwazi uyindodana yenkosi futhi wenza njengakho oh minabo kuyini amaKristu okufanele bakwenze singamadodana lamadodakazi enkosi lanxa singabezizweni kasenzeni njengamadodana lamadodakazi bafazi yekani inwele zenu zikhule yekelani ukugqoka impahla lezo elizigqokayo ezingelakuziphatha lezinto madoda buyelani lapho indoda okufanele ibe khona linga yenzani njengamadoda lamadodakazi kaNkulunkulu lingabezizweni lapha kodwa kumbula singamadodana enkosi bona imfundzelelo leyo ndoda eyayilayo phezu kwabanye babo isimo sokuziphatha kwakhe wagcina amathemba abanye ephakeme siyathola ukuthi inkosi leyi uUziya wayengumfana owelusayo ensukwini zika-Isaya umprofethi u-Isaya wayengumprofethi abaprofethi bayazalwa ngabaphongubekwa izandla nje phezu kwabo futhi bebenze abaprofethi bayazalwa begcotshwe ngaphambili nguNkulunkulu izipho lokubizwa akulani lokuphenduka kule sipho sesiprofethi ebandleni futhi kumele sahlulelwe ngabantu abathathu ngaphambili kokuba ilizwi lizwakale phakathi kwebandla kodwa leso yisipho nje sokuprofetha kodwa umprofethi ugcotshwe ngoqobo ngo-itsho kanje inkosi kusukela ebuntwaneni kusiya futhi u-Isaya wayengumprofethi wenkosi futhi wayesiwe ethempelini futhi wayele uUziya lumfana omncane ongumalusi waye yimfundzelelo enkulu phezu kwalumprofethi omncinyane ngoba uUziya ukumilando yesibili 26 iyasitshela ukuthi wayesebe yinkosi yako-Israyeli lapho eleminyaka elithumi lasithupha ubudala ubaba wakhe u-Amaziya wafa futhi wathatha indawo yakhe ukubusa njengoba kwakulisiko ukuthi indodana ingene esikhundleni senkosi futhi bamthatha futhi bamenza inkosi lapho nje eleminyaka elithumi lasithupha ubudala futhi waye lobaba wakhe u-Uziya u-Amaziya waye yindoda enkulu waye yindoda elobuNkulunkulu futhi elalumzali olobuNkulunkulu awu bamenza wenza into leyo eyayiqondile ngoba wayefundzeleliswe ngubaba wakhe bona namuhla kungakhangelela njani kodwa ukuthi kasikuba labaneni o-Oswald labo Jack Ruby khangela ngisuke ehoteleni yami isikhatshana esedluleyo futhi ingcekeza yequku elinjalo labadakiweyo lamacalifornia le belele phandle lapho bona abafazi behlubulile benqunu phandle kulokho phandle le ntanjana nje encinyane ibaphothile kumbe enye into enjalo phandle le futhi amadoda enatha iwhisky ku-ayisi lezinto futhi beqhubeka bewela emachibini ungakhangelela kanjani abantwana babo abancane lapho egumeni bedlala khonapho ukuthi babe lulutho kodwa ukuba ngu-Oswald kumbe enye into enjengalokho yimfundzelelo ebekwe phambi kwabo oh imelika isibolile yaze yafika emongweni izavuna lokho eyakuhlanyelayo uNkulunkulu olungileyo angeke ayiyekele iphunyuke ngakho konke uthi ungumme mina ngokuqinisekileyo ngummelika ezinkundleni eGermany laseJapan la kumathuna amamelika abekwe uphawu konke konke lapho abantu bami oBranham futhi aluba nganye ngahamba nganginganikela impilo yami kikho kodwa wothi ngilitshele enye into sidinga ukuyaluzwa lesi sizwe siyakudinga izinto esake saba lazo sesazilahla futhi sizama ukuphila phezu kodumo lwalokho omunye umuntu akwenzayo sizavuna ngakho uNkulunkulu wenza u-Israyeli abantu abasenhliziyweni yakhe wabenza bavuna futhi sizavuna lathi ngalokho esikwenzayo ngasisela olunye ulutho phambi kwethu kodwa ukuvuna seqile umzila womusa lesihawu futhi kakula okunye okuseleyo kodwa ukuvuna kumakeni lokho emabhayibhilini enu indoda endala kodwa lina kumakeni phansi futhi libone loba lokho kakusilo qiniso kumbe hatshi mhlawumbe sengihambile futhi ukuqhubeka lokuqhubeka izafumana ukuthi amazwi lawo aliqiniso siza kukuthola silinganisiwe esilinganisweni futhi satholakala sisilela futhi kakulandlela yokuphuma kunjalo sesivele saweqa lo mzila kumele uvune lokho okuhlanyelayo isikhathi sonke ngakho lumfo omncane wayeyimfundzelelo engako phezu kwaleyi inkosi encane yayimfundzelelo kumprofethi omncane futhi weyama engalweni yalo umprofethi ngoba lokho wayekwazi ukuthi waye ngumprofethi futhi wayelaye khona sonke isikhathi futhi ukudonsa imfundzelelo yakhe emibonweni yakhe lokunjalo uNkulunkulu ukwazi ukuthi aphathe njani umbuso wakhe futhi kwamenza waba yindoda enkulu kananzanga ipolitiki zalolo suku lemibono ethandwa ngabantu bonke futhi wakhonza uNkulunkulu ngenhliziyo yeqiniso yiwo umkhando kamongameli esimfunayo yiwo umkhando womkhokheli esimfunayo phezu kwabantu baloba yisiphi isizwe loba ngapi umbuso wakhe wawulandela okaSolomoni kwakungela lutho uNkulunkulu wambusisa nje futhi kamfinyezelanga sibusiso ngoba wayemkhonza futhi lokhu kwaba lusizo olukhulu ku-Isaya omncinyane ngoba lokho wakubona ukuthi uNkulunkulu wayebabusisa kanjani ababeqinisekile elizwini lakhe kungenani lokuthi kwakunzima kanganani hlala uqinisekile elizwini lelo futhi kungumzekeliso lamuhla kanjalo kithi ukuhlala siqinisekile elizwini futhi kwaba lemfundzelelo enkulu phezu kwakhe manje wahlanyela amavini futhi wayengumelusi futhi wayelenhlobo zonke zemihlambi lezivini nxa ufuna ukubala umilando yesibili 26 lapho futhi lezi ndawo ezahlukileyo zombhalo leyo ekhuluma ngo-Uziya wayeyindoda enkulu wayethanda impilo yangaphandle futhi umfo omuhle kanjani uNkulunkulu wabusisa into yonke ayenzayo khona waphumelela futhi waqhubeka esiya futhi akula zizwe ezamkhathazayo babemesaba langenxa yokuthi wakhonza inkosi uNkulunkulu lo owaye kanye laye hathi ngenxa yokuthi babesesaba amabutho empi kodwa babesesaba uNkulunkulu lo ayemkhonza lokho kumele kube isikhumbuzo sethu uNkulunkulu wethu siyamethemba uyatsho kumadola ethu kodwa ngiyamangala kwezinye izikhathi manje kodwa lokhu konke kwenzakala futhi kuyatshengisa lapha umzekeliso ngizathanda ukudonsa kulokhu imini ukutshengisa ukuthi uNkulunkulu engabusisa njani umuntu futhi amenze abe ngumuntu omkhulu kodwa liyazi lapho linkosi ifika yezwa ivikelekile yezwa isendaweni leyo nje ayegqilile uqobo futhi wakungela ndlela kuye ukuthi awe waphakama ngokuziqhenya yikho lapho athatha khona ukuwa kwakhe kulapho loba yiphi indoda ezathatha ukuwa kwayo. Ngicabanga yikho lokho okulushupho kanye labanengi babantu bethu lamuhla. Siyaphakama ngokuziqhenya. Ngicabanga yikho okubangela izinhlanganiso ukwenza lokho ezikwenzayo. Bathola iqembu elingcono kwalokho abakubiza abakhaliphe kakhulu. Iqembu elingcono labantu bayacabanga amadoda ezabo iziko bonke abachumayeli babo balemfundo yesikolo saphezulu lekoleji emibili kumbe emithathu iminyaka ephathelene lokwengqondo babanike umhloliso wengqondo lamagagasi engqondo futhi lento yonke ukubona aluba bayafanela endabeni futhi wezinye izikhathi bengazilutho ngonkulunkulu ukwedlula umvundla usazi ngezicathulo zikangqoqwane kunjalo kunjalo ingqondo leyo kayilani lokho kwenza lakho kungamandla kamoya ongcwele kakukho engqondweni yakho kusenhlizweni yakho kunjalo kodwa bona siyathola khona-ke bayaphakanyiselwa phezulu owethu sihamba ebandleni elihle impela edolobheni singabe bandla lakuqala singaba lapho umeya ahamba khona singaba lokhu futhi zonke izinto lezi lapha bona lokhu okuyikho khona-ke abantu abangeke nje kalula vame ukukuzwa lokho bayacabanga nje ukuthi wena nje ungumuntu omubi kodwa lokho okuyikho kakula ndawo ukuze imbewu igcile kakula lutho kiyo ukuthi ubekele phezu kwayo lidwala kuphela kakusoze kuhambe izinyoni ziyaphapha inxa zonke futhi ziyidobhe ibhayibhili latsho kodwa lapho inkosi leyi iphakanyiswa futhi yezwa ivikelekile yaphakama ngokuziqhenya ngiyananzelela izikhathi eziningi siyafumana labantu abavangeli bayafika endaweni lapho abaningi babo sebecaliwe ngezinto futhi mhlawumbe okunye kwakho kuliqiniso okokunatha lokunjalo lokho okuyikho ngicabanga bakha umbuso omncinyane inxa zonke zabo futhi bacabange labo bantu bayathanda kakuhle sibili kakula ndlela ngitsho okwe labo bantu bangenza loba yini abakufunayo ukukwenza futhi abantu labo bangakushaya indiva abantu bangakwenza kodwa uNkulunkulu-ke yikho lapho esehluleka khona ukubona uNkulunkulu kunguye okhangelayo bona uNkulunkulu uyakwazi lapho ubona iqiniso lokukhanya futhi ukwale uNkulunkulu uyakwazi lokho okwenzileyo kawusoze uye ndawo uze uphenduke kuleyo ndawo njalo kawungeke uchaphe kulokho kumele uphenduke emuva khona lapho ochiyele khona waphakanyiselwa phezulu kakhulu engqondweni yakhe futhi waba ngozivikeleyo ngokwakhe la yonke into kangako ukuthi wazama ukuthatha indawo yomchumayeli wazama ukungena ayonikela impepha njengoba sisazi ebhayibhilini ukuthisa impepha lokho okwakungokomlevi kuphela ukuthi akwenze umpristi owayegcotshelwe umsebenzi lowo wazama ukuthatha indawo yakhe futhi lapha sile mfundzelelo yaleyi inkosi ukuvumela abantu bazi ukuthi lokhu kulingisela kwenyameni omunye komunye lamuhla kayisikho okwenkosi kawugcotshelwanga ezintweni ezinjalo kawusoze uthathe indawo yomunye umuntu futhi nomunye umuntu angeke athathe indawo yakho dinga lapho indawo yakho ekhona futhi uhlale khonapho bona wacabanga awu manje ngibusisa uNkulunkulu ngiyinkosi futhi inkosi ibinhle kimi ngingenza lokhu ngilalokhu leyi yinkonzo yami futhi ubusufumana ukuthi ekuhambeni kwakhe njengalokhu futhi wazama ukuya futhi weqa lokho uNkulunkulu ayembusisa ngakho uba ulilunga elihle woba lilunga elihle uba ungumfazi wekhaya olungileyo uba uNkulunkulu ekubusisile njengomfazi wekhaya futhi wakwenza wathembeka futhi waqiniseka dadewethu kubeka nje ukuba yilokho ungaqali ukucabanga wena uNkulunkulu wakubiza ukuba ngumchumayeli kumbe umdikoni kumbe enye into ethile futhi lawe yenza okufanayo ndoda loba ngaphi uNkulunkulu akubusise khona onapho hlala ngoba yikho lapho akubeke khona wena yenza nje lokho akutshela khona ukuthi ukwenze futhi ubone lapho akubusisela khona kodwa ungaqali ukuzama ngitsho ukungena lezo lezo yiziqalo esisekelweni sePentecosti. Lapho uNkosazana McPherson lapho ngibala ibhuku lakhe nganizange ngangingayisuye emchumayeli ngezinsuku zakhe futhi bona bathi lapho ezaphuma esiza kupulatifomu elalezi okunjengempiko liyazi kumbe liyazi uhlobo lwesembatho njengalokho lonke inina elingumchumayeli lagqoka into efanayo bonke ngamunye wabo wayethwala iBhayibheli ngendlela efanayo loNkosazana McPherson lake lalalela kulezi inhlelo zomsakazo wonke umfo inkosi ikubusise kahle sibili mfo uBilly Graham ikulingisela kwenyameni ngangibala imbali kaMartin Luther uthi imbali yathi kwakungayisiyo imfihlakalo kangako ukuthi uMartin Luther wayengaphikisa ibandla lekatolika futhi kungabi lalutho olwenzakala kuye kodwa ukuphakamisa ikhanda lakhe ngaphezu kwakho konke okwedlulisa amalawulo lawo alandela imvuselelo yakhe kunjalo zibambe ngokuhlanzeka langokucacileyo ebizweni lwakho hlala lelizwi likaNkulunkulu futhi unganyikinywa lutho futhi hlala hlala ebizweni lwakho kuba engakupha umsebenzi phandle le njengomlimi lima kuhle uNkulunkulu ukubusise kikho futhi bhadala okwethumi kwakho futhi laloba kuyini okuyikho iminikelo yakho ukusiza inkonzo iqhubekele phambili kuba wenza umakanika ngawe futhi wakubusisa kulowo msebenzi hlala lawo futhi umbonge ngawo futhi umbonge ngakho bona wena hlala nje lapha uNkulunkulu akubiza khona siyathola lapha imfundelelo futhi ke lapho ezanywa ukuqondiswa umthumayeli wagijima emva kwakhe futhi wathi chono mana omzuzu kawuzange ubizelwe lokho wazonda ngani waye selungele ukuba ikhanda lakhe liqunywe bona naso enye into okufanele sibe yazi kungenani ukuthi uNkulunkulu ukubusise okunganani kawulalo lungelo lokukhalimela ogcotshiweyo wenkosi kumbe utsho loba yini umelana labo kunjalo uNkulunkulu nguye okunakekelayo lokho bafuna loba kuphi ukukhalinyelwa labo ngabantwana bakhe bathiye benjalo kawufanelanga wenze lokho bona futhi nxa utshela abantu ngezono zabo njalo ubatshela ukuthi benza okubi phumani lingazelazama nje ukuyafika ezulwini ngohlelo lwenhlanganiso kumbe enye into mina bo bakithi bazafuna ukudukuka baza kuba njalo bafuna ukukutholela icala abasoze bahlale ngitsho lokukulalela bayasukuma njalo baphume phandle lokungabile embeko futhi baziphathe loba ngayiphi indlela uyabona lokho kuyatshengisa indawo yokuqala ukukhuliswa kubi imbeko zangekhaya ngeqiniso uyakwenza kodwa siyafumana ukuthi indoda yayithethe lesi simo ekwenzeni into eyayenzayo kuyini okwenzakala kuye inkosi yamshaya ngobulephero ona lapho esakhiweni futhi amalephero aluhlobolwani isono ukungakholwa asikho esinye isono kodwa ukungakholwa lo ongakholwayo vele uselahliwe futhi isono yikho kodwa ukungakholwa okukhona ngangijumayela ngesinye isikhathi ebandleni lemethodisti futhi ngathi ukubhema igwayi akusisono ukufeba akusisono ukweyisa ibizo lenkosi akusisono kulukhuni komunye udade wasukuma wathi ngiyacela ngitshele mfundisi Branham kuyini isono ngathi ukungakholwa wenza lezo zinto ngoba kawukholwa yikho kanye isizathu usala ukuhamba ekukhanyeni kwelizwi kungenxa yokuthi kawukholwa ilizwi lokho kukwenza ube ngongakholwayo umfo wathi kimi wathi ngangisoze ngibe le ndaba ukuthi zingaki izigulane ongazitshengisa lokuthi zingaki izigulane udokotela angazitshengisa ezokusilizwa okwahlukeneyo wathi ngangikholwa ekusilisweni akunjalo ngathi ngeqiniso akuzange kuthunyelwe kwabangakholwayo kwathunyelwa kulabo abakholwayo kuphela ngokwabakholwayo kuphela wathi lowo okholwayo zonke izinto ziyenzeka hathi lowo ongakholwayo futhi isithe esisodwa sokungakholwa ilizwi likaNkulunkulu futhi Uyahlala phandle kombuso wezulu. Wakuphela uyeva phandle. Wabangela konke lokhu ukuhlupheka. Kanye nje ukuphambukisa ilizwi. Kancinyane nje. Kumele uhlale uqondile kanye lalo. Lokho elikuchoyo. Manje siyathola indoda. Yazi phakamisa lokuzikhukhumeza lobuso bakhe bababomvu futhi wachibilika emuva wasetshela abapristi njalo into yakuqala liyazi waqhamuka ngamalephero bona lapho ekuthukutheleni kwakhe wachaywa akazange asile kikho ukuyini ukungakholwa ilizwi likaNkulunkulu elalizanywa ukutshelwa yena kulomzekeliso weqiniso kulokho nanzelela waye akakholwanga ukuthi ekuzondeni kwakhe wachaywa ngamalephero futhi wafa khona emzini wakhe akazange avunyelwe embusweni njalo futhi indawo yenkosi indodana yakhe yasithatha indawo yakhe futhi ancedise ngakho konke aye ngakwenelisa futhi wachiywa enjalo waze wafa manje uyabona kazange asile uJesu wathi ilizwi elilodwa limelana lakho alisoze lithethelelwe ilizwi loba kulo umhlaba kumbe umhlaba ozayo akula kuthethelelwa ngakho uyabona ukuthi kungani umhlaba ulungele ukwahlulelwa abavangeli abakhulu lezinto ezigubuzele umhlaba ngevangeli zahlekwa zenziwa inhlekisa konke okunye akusela okuseleyo akula enye indlela kukho yokuba kuphinde kuphenduke bahlambaze umoya ongcwele njalo bawenza inhlekisa lakho konke okunye futhi akula indlela yokuthi kuphinde kuphenduke kumele kuhlawulelwe akula enye indlela yokuphuma kikho uNkulunkulu ulungile ukungaphambana lokulunga kwakhe ukuphikisana lobuntu bakhe lokho ayikho khona futhi khathesi kumele kuhlawulelwe ngakho linkosi kungelani ukuthi uNkulunkulu wayemthanda kanjani waye indoda enkulu enganani mangaki amadegree ayelawo kunjalo waye yenze okubi njalo kwakumele avune lokho akuhlanyelayo futhi yonke indoda kuzamele ikwenze khonake kwasekusiba isifundo umprofeti omncane khonake kwaba isifundo seqiniso ngalokhu u-Isaya wafunda ukuthi uNkulunkulu uyathuma indoda ibe sendaweni yayo ngokwakhe hayi lokho omunye umuntu akulayayo uNkulunkulu uyathuma umuntu wakhe emsebenzini manje uyamthuma endaweni yakhe kazami ukuthatha indawo yomunye umbono into yayinkulu kakhulu yaze yahambisa lomprofeti ethempelini ukuyakhuleka ngiyamangala lamuhla nxa singabona ukufa kwamabandla ukubona ukufa kwabantu kusukela emoyeni bebuyele emuva njalo bekhonza imvumankolo zabo nxa bekungafanelanga kuhambise amakholwa emadolweni abo wenza ikholwa leqiniso ikholwa eligcotshiweyo u-Isaya umprofeti waguqa phansi emadolweni akhe wahamba ethempelini futhi waqala ukukhuleka futhi phakathi ethempelini wabona uNkulunkulu esesihlalweni sakhe ephakanyiselwe phezulu uNkulunkulu wayezamtshengisa okokukhangela hathi ukukhangelana khangelani phezulu kulokho ayikho kuyini waphakamisela phezulu esihlalweni sakhe nanzelela amaserafi ezulwini kanye lezimbozo ebusweni bawo kathesi amaserafi yiwo achisa imihlatshelo okungesinye sezinhlelo eziphakemeyo sezingilosi aseduze lamakerubi lapho kwakuyizingilosi futhi-ke amaserafi futhi-ke amakerubi futhi amaserafi yiwo achisa imihlatshelo esenza indlela yokusondela kwezoni uhlelo lweqiniso lwaphezulu lobungcwele ethempelini likaNkulunkulu futhi wabona lapho ephansi esibuyeni elathini ekhuleka Nkosi yindoda yezindebe ezingcolileyo futhi ngihlala phakathi kwabantu abangcolileyo futhi wasesenza ukuvuma kwakhe futhi lapho ekwenza wakhangela phezulu wabona lawa maserafi aye lempiko ezimbili phezu kobuso bazo lempiko ezimbili phezu kwenyawo zawo futhi ayephapha ngempiko ezimbili ekhala, ngcwele, ngcwele, ngcwele inkosi uNkulunkulu uSomandla, ngcwele, 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 konke okukaNkulunkulu kungcwele, ngcwele, ngcwele, ngcwele yinkosi uNkulunkulu uSomandla. Asikhangeleni embonweni umprofethi awubonayo, njalo siwuchasise impiko ezimbili zimboze ubuso bawo. Kucabange ngitsho lengilosi ezingcwele zenza okokufihla ubuso bazo obungelasono ukuze zime ebukhoneni bukaNkulunkulu. Zaphiwa impiko zokufihla ubuso bazo ebukhoneni bukaNkulunkulu oyingcwele. Mina lawe sizakuma kanjani lapho? Uba amaserafi kwakumele asebenzise impiko indlela ephiwe nguNkulunkulu ukuba afihle ubuso bawo ukuze ame ebukhoneni bakhe. Bahlabela, ngcwele, ngcwele, ngcwele yinkosi uNkulunkulu uSomandla ukuhlonipha ebukhoneni bakhe. Manje kasila nhlonipho kuNkulunkulu. Umuntu wonke ucabanga nje ukuthi uvikelekile kuze kuthi kaba mhloniphi uNkulunkulu njengalokhu okumele bakwenze. Indaba bekwenza lokhu ngoba ngabaqapheli ubukhona bakhe. Yiso isizathu abantu besenza njalo, abakunanzeleli lokho, abakwanisi ukuqedisisa ukuthi basebukhoneni bukaNkulunkulu. Ingqondo zabo ziyaphambuka kakhulu njalo zithatheke ngezinto zomhlaba, baze bangabi le ndaba lakho. Bayahamba esontweni sibili kodwa ukunanzelele ukuthi usebukhoneni bukaNkulunkulu, hatshi esontweni kuphela, loba ngaphi okhona usebukhoneni bukaNkulunkulu. Uba bengenza njengalokho uDavida akutshoyo, ngibeka inkosi kokuphela phambi kobuso bami, ngakho-ke angiyikunyikinyezwa. Lapho kuphela inkosi yayiphambi kwakhe, wayengeke anyikinyezwe. Futhi lalaba abachisi bomhlatshelo abasezulwini balempiko ebusweni babo futhi bememeza ngcwele, ngcwele, ngcwele ukuthi bame ebukhoneni bukaNkulunkulu, kuyini okuzakwenzakala ebantwini abonayo abangahloniphi uNkulunkulu? Uthi, awu mfowethu Branham, usanda kuthi babephiwe impiko ezimbili futhi nawe uphiwe okunye futhi igazi likaJesu Kristu. Yiso isimbozo sakho ukuthi ungami njengeserafi, ungami njengekherubi, ungami njengengilosi, kodwa ume njengendodana kumbe indodakazi ehlengiweyo kaNkulunkulu ngaleli gazi. Awudingi ukuthi ube le mpiko lezi ezazilazo ziyisimbozo esiqakathekileyo kuzo kulobo bukhona, kodwa ule gazi likaJesu Kristu okwesimbozo ukuze ume lapho. Manje njani khathesi lina nxa lilaleli gazi, khona-ke uyamhlonipha uNkulunkulu, uyamthanda uNkulunkulu, uyamhlonipha uNkulunkulu futhi uNkulunkulu ulilizwi. Manje nanzelela okwesibili ngempiko ezimbili zamboza izinyawo zazo. Kwakusitshoni lokho ukuzehlisa phambi kukaNkulunkulu ebukhoneni bakhe, njengoMose esihlahleni esivuthayo wakhupha izicathulo zakhe lapho emuzwa esithi, nginguye enginguye. UPawuli endleleni yakhe esehla eDamaseko wawa ngobuso bakhe. UJohane lapho ebona umoya kaNkulunkulu phezu kukaJesu wathi, ngidinga ukuba ngibhabhathizwe nguwe, futhi kungani ubuye kimi? Nanku umzekeliso omuhle, hlala uqaphele ubuncinyane bakho hathi ubukhulu bakho. Namuhla thina amaMelika ikakhulu ukuthi sizama ukucabanga ukuthi singabantu abakhulu, singabezinto ezinkulu kweyinye inhlanganiso enkulu, eyinye inkalakatha yento enkulu ele, oh inkalakatha enkulu enkulu okukhulu yikho kuphela esikubonayo. Futhi ubuthi lapho kwesinye isikhathi ebhayibhilini silomzekeliso walokho, kwakulo lo mprofethi wabuyela ebhalwini wase u-Elija futhi uNkulunkulu wayezama ukumkhanga ukuthi aphume, futhi kwasekusiza umlilo lentuthu lo moya ovunguzayo usedlula ezintabeni, lo mdumo lokuzamazama komhlaba lokunyikinyeka lakho konke okunye umprofeti kazange anyikinyeke ngitsho uNkulunkulu wayengekho kikho kodwa lapho lelo lizwi elipholileyo elincane likhuluma wamboza ubuso bakhe futhi wabuya phambili lapho elipholileyo elincane ilizwi likaNkulunkulu likhuluma hathi ukuba ngawumsindo hathi inhlanganiso zesonto zethu ezinkulu hathi izinto zethu ezinkulu kodwa lelo elipholileyo izwi elincinyane lelizwi elingakhangelwayo lokho kumele kubize umuntu ukuthi aphenduke uNkulunkulu elizwini lakhe kodwa ke lamboza inyawo zalo njalo laqaphela yena ubuncane bethu phambi kukaNkulunkulu okwesithathu lenelisa ukuphapha ngezinye ezimbili manje khumbula ezimbili lamboza ubuso balo ebukhoneni kukaNkulunkulu futhi ukuba lenhlonipho okwesibili impiko ezimbili phezu kwenyawo zalo zazisitsho ukuthobeka phambi kukaNkulunkulu futhi impiko zesithathu manje lazifaka lona ekwenzeni lalisenelisa ukuphapha ngazo impiko ezimbili bona ezimbili ebusweni balo ezimbili ezinyaweni zalo futhi laphapha ngezimbili manje wakuyini ukuhlonipha ukuzehlisa lokwenza uNkulunkulu watshengisa umprofethi ukuba inceku yakhe elungisiweyo imele ibe njani ihlonipha ukuzithoba lasekwenzeni khathesi wabona ulutho olwehlukeneyo oluvela kuUziya watshengisa umprofethi lokho okumele abe yikho hathi njengouziya kodwa ukuthi abe njengalawa amakherubhi asezulwini futhi nxa ufuna ukukhangela inkosi inkosi yasemhlabeni khangela leyo eyasezulwini iphakanyiselwe phezu kwamazulu onke njalo umsila wesembatho sakhe wagcwalisa amazulu lapho sibona ukuba wayemnika olunye ulutho lokukhangela ukufundelelisa ngokwahlukileyo kulokho ayekukhangele ecabanga indoda eyasebenzela uNkulunkulu yaphumelela lakho konke kwakulungile kodwa uIsaya wafaka ingqondo yakhe phezu komuntu futhi umuntu uyisehluleki wasekuqaleni angilandaba ukuthi ungubani uzalelwe esonweni wabunjwa ebubini wabuya emhlabeni ekhuluma amanga ngakho uyisehluleki esipheleleyo angilandaba ukuthi ungubhishophi upapa umkhulu webandla kumbe loba yini angaba yikho uyisehluleki kwasekuqaleni futhi ungaqali ukukhangela lako yedwa kangilandaba lanxa esunduza izintaba ngokholo loba esipha zonke impahla zakhe ukondla abaswelayo loba kunjalo khangela kuJesu Kristu nguye khangela kuye hathi komunye umuntu sifumana manje ukuthi wayetshengisa lapha lokho inceku kaNkulunkulu okumele ibe yikho ukuba kumele izithobe kanjani futhi ehlonipha nasekwenzeni ngena ekwenzeni abanengi bethu singazithoba abanengi bethu singahlonipha kodwa kunzima ukuba ngenisa ekwenzeni kodwa manje siyananzelela ukuthi uNkulunkulu wayetshengisa ukuthi wayelungiselela kanjani inceku yakhe lokho okumele abe yikho lawo makerabi aye kumbe amaserafi kwakuzinceku zikaNkulunkulu nanzelela njengomfazi emthonjeni lapho edinga umbhalo ukuthi ugcwaliswe lokho sikhulume ngakho kabili kumbe kathathu liviki lapho waye khangelele lokho ukuthi kugcwaliseke inkazana njengokuba sisazi wayengayi ebandleni yena mhlawumbe babekhatshana kakhulu lelizwi futhi lezinto ezinjalo babe futhi bebiza izivuma nkolo zabo lezinto njengoba uJesu watsho lithathe imikhuba yenu futhi lenza ilizwi likaNkulunkulu elingelamsebenzi kumayelana ngento efanayo lamuhla izivuma nkolo esizifundiswayo lezinto sezibeke ilizwi likaNkulunkulu phandle kokuthi lisebenze ilizwi alikwanisi ukuza futhi lezinto ezikhulunyiweyo sibili bafundwe kakhulu ngemfundiso yokunye abangeke bakubone khumbula lelo lizwi ngalikuhambela wena hathi wena kuphela ngokukuhlukuluza lapha leyi yithephu ihamba yonke indawo emhlabeni ngangikhulumi kini kanye lonke lapha kodwa Nga kulomunye umuntu lapha ekufuna awu lokho kungokwakho ke bona kodwa khumbula ukuthi lelo lizwi liza kuhambela ngokukuhlukuluza lapho kuphela uphila esukwini lokufa kwakho liza kuhambela ngokukuhlukuluza lilalele bentuka imikhuba yethu isithethe ilizwi likaNkulunkulu yalenza langabi lomsebenzi Ilizwi likaNkulunkulu libonakaliswa futhi abantu bame inxa zonke futhi bathi awu ngicabanga lokho kuhle kakhulu bona mina bo oh mina bo kumele lilumathise umphefumulo wakho kumele lenze enye into kodwa anikwenzi kanikwenzi khona Sithola uNkulunkulu lapho owesifazane lo labo baphristi lezinto mhlawumbe akazange ahambe ebandleni ngoba kaboni isizathu sokuhamba okwento enjengalokho kodwa waye balile imibhalo ngoba nanzelela wabakwazi masinyane lapho emtshela lokho okwakuluhlupho lwakhe indaba wathi indaba siyakwazi ukuthi ufanele ukuba ngumprofeti ngasizange sibe loyedwa okwamakhulu eminyaka kodwa ufanele ukuba ngumprofeti siyakwazi manje bona umcabango wami wacabanga kuba ungathatha lokho ukufunda okusemphethweni lapho futhi ukubale embhalweni wakho kuya kubuyela kuumprofeti lo okwakunguKristu wathi siyakwazi si kumele ukuba ngumprofeti siyakwazi ukuthi uMesiya lapho esiza lokhu kuza kuba yinto azayenza uzabonakaliswa ngalokhu futhi uJesu wathi nginguye lo okhuluma kuye wangena ekwenzeni wayengeke abe sakumela la kancane into yona uqobo ababe ikhangelele yayisemhlabeni khona lapho futhi wayibona kungelandaba ukuthi waye sesimeni esibi okunganani ihule kumbe umfazi onjengalokho wayengeke indoda esitaladeni yayingeke imlalele abangeke lalamuhla kodwa ukumisa yena wakungakwenza njani kwakunjengendlu esemlilweni emoyeni omkhulu wakungeke ucitshe umlilo waqala ukuvutha enhlizweni yakhe wathi wozani libone indoda ongitshele izinto engizenzileyo ngayisuya lowo mesaya na futhi kwanamathela lakho lapho uJesu kazange adinge ukuba aphinde akwenze lokho futhi abantu bamkholwa ngoba bakholwa uJesu ngenxa yobufakazi bakhe bona uyini okwakwenzayo wayethobekile ehlonipha futhi esekwenzeni wahamba ekusebenzeni lapho ebona linto isenzakala izibonakaliso zakhe kufanele zifundlelelise lamuhla izibonakaliso zalamuhla ezathenjiswayo ilizwi elathenjiswayo lelo elibekwe lamuhla ubona uNkulunkulu egcwalisa lokho akuthoyo ukuthi uzakwenza kufanele kwenze enye into kithi kodwa akukwenzi njengalokho okwakwenzayo kubaJuda babe ngabenkolo okokuthi babe ngacabangi ukuthi babe kufuna babe cabanga ukuthi babe lento yonke futhi iyo indlela ngomhlaba lamuhla ulokunengi okokudla ulokunengi okokugqoka ulamabandla amahle indawo ezinkulu abachumayeli abafundileyo abahle futhi ke abadingi olunye ulutho kodwa kawukwazi umbhalo wathi unqunu uyahawula uyisiphofu futhi kawukwazi kawukwazi futhi kawungeke ubatshele okwahlukileyo bayaqhubeka begumbuza khona kulowo mzila futhi behluleke ukuthiya ilizwi likaNkulunkulu libafundzelelisa bona ukukholwa uJesu Kristu uvusiwe kwabafileyo futhi uyaphila lamuhla ofanayo izolo lamuhla lanini nini ezitshengisa ngokwakhe ephila bona nje bazifele yonke indawo ohamba khona kukhangeleka kuyinto efanayo kwakufanele kube ngaleyo ndlela lanxa kunjalo uyazi kwakumele akhutshwe phandle kwebandla ngakula ndlela la kancane ukukuvimbela ekubeni yiyona lindlela uNkulunkulu wathi uza kuba ngalindlela kodwa uba makukunyikinye makukunyikinye kahle kungelandaba yelizwe bani okulo loba ngapi okhona loba ngubani onguye makuthi kukuvuse amahola ayabuya futhi adlule into yokuqala uyazi uzakube usithi awu bengicabanga kwakufanele kube nalokhu kwenzakale phambi ngohlwitho kungaba lelizwi eliphendukayo njengalokho elakwenzayo ngesinye isikhathi sakuvele kwenzakala futhi kawuzange ubekwazi lizakuba ligqile lonke ebandleni kwenye indawo lisithi ngivikelekile njengakho engingaba yikho futhi into yokuqala liyazi uhlwitho luzabe solwenzakele luzakuba yimfihlo ukuhamba kwesijumejume kungela muntu owazi ulutho ngakho umhlaba uzaqhubeka ulokhu uhamba njengoNoa wangena emkhumbini yakhumbula emva uNoa esengene emkhumbini wahlala khonapho insuku eziyisikhombisa emva uNkulunkulu esevale umnyango uNkulunkulu wavala umnyango futhi uNoa wahlala emkhumbini okwensuku eziyisikhombisa ngaphambi kokuba kwenzakale ulutho futhi umnyango wesihawu uzavalwa ebusweni bakho futhi ungabe usuvaliwe futhi nje cabanga ngakho abantu bazaqhubekela phambili bechumayela abantu becabanga ukuthi bayasindiswa bebhalisa amabizo abo emabhukwini bejoyina amabandla bememeza beseqa phezulu laphansi ngani ngibone amaMohammed beklabalala sengake ngezwa abantu benatha igazi ngokhakhayi lomuntu futhi bakhulume ngendini futhi benze zonke lezo zinto leso kayisiso sibonakaliso ukuthi usindisiwe oh hatshi bale simo sobuNkulunkulu kuyini amandla akho abakhuluma ngawo bona lezo zinto zingenzakala futhi kuzabe sekwedlule isikhathi futhi kawuyi kubakwazi kawungeke wenelise ukuthatha lolo hlobo lwethuba lingakwenzi bangane buyani lapho lisenelisa lingafunzeleliswa yizakhiwo ezinkulu inhlanganiso enkulu kakhulu isifundi esiphakemeyo kakhulu vumela ilizwi likaNkulunkulu likufunzelele yikho kanye lokho okwabangela labo abapostoli lapho bebona lelo lizwi libonakaliswa lokho wabafunzelela siqinisekile kungafanela ukukutsho njalo uJesu ngamaqulu amakhulu ezinkulungwane emlandela wathi banengi kakhulu khangela khangela enye into emangalisayo lapha kulabalutshwane ababiziweyo yebo banengi ababiziweyo balutshwane abakhethiweyo ngakho-ke wabona amaqhuku amakhulu wathi ngaphandle kokuthi lidle inyama yendodana yomuntu linathe igazi lakhe kalilampilo kini akazange akuchasise angazi nxa engakutsho lokho eBoemount lamuhla kungenani lokuthi wayedume okunganani ucabanga ukuthi odokotela labantu abalamasiko amahle labeze science babeza kuthini indoda leyo umkhoba onatha igazi awu ufuna ukuthi linathe igazi lakhe awu luhlobo bani lwe usuphuma phandle ungena iganga uJesu akazange akuchasise wayefuna ukuthintitha imikhaza isuke kuye kunjalo khona-ke bonke basukuma futhi basuka khona-ke wakhangela inxa zonke kulabo bapostoli ababengagcotshelwanga impilo kodwa wayebakhethile babengagcotshwanga wathi kuyini elizakutsho lapho libona indodana yomuntu isenyukela phezulu ezulwini lapho eyavela khona oh lokho kwakukhama kuyini akwe labo abachumayeli bathi enyukela phezulu ezulwini awu indoda yazalelwa khona lapha eGalile wazalelwa eNazaretha siyamazi unina wakhe obhuti bakhe siyakwazi umbheda wobuntwana awondlelwa kiwo sabona izigqoko zobuntwana bakhe sikhuluma lomama wakhe futhi-ke uthi lindoda yabuya ibuyela phezulu lapho eyavela khona wavela eNazaretha kuyini akutshoyo izulu akazange akuchasise imikhaza yayiselokhu iminengi baphakama futhi kabaphindanga bahamba laye njalo yikho lokho iBhayibhili elakutshoyo khona-ke wachibilika futhi wathi ngifuna ukuhamba lonke lani kwabalitshumi lambili khumbula babengenelisi ukukuchasisa kodwa babekwazi wayenguye ngakho bathi kuye wayebafunzelelisile Ngezi bona kaliso zake, ezi qinisiweyo, zivela kuNkulunkulu. Khangela, wathi, ifuna kuhamba lani, wabani chumi lambili. UPetro wathi, Nkosi, kubani esingaya kuye, ngoba, sile qiniso, manje, lokho, khangelani, funda lokho, kuyini. Siyakwazi ukuthi, ilizwi lithini, ngokwalamuhla. Siyakwazi ukuthi, uMesiya ufanele ukwenzani, nxa engabuya lamuhla. Sibonile linto, ihlangabezwa nguNkulunkulu. Yena wakutsho, phambili ePentecost, wathi, uJesu waseNazaretha, indoda, efakazelwe nguNkulunkulu, phakathi kwenu, ngezinto afanele ukuzenza, futhi, lithethe inkosana yempilo, lambethela, futhi uNkulunkulu wamvusa, lokho, elingabafakazi bakho. Nanzelela lapha, bona, wathi, singaya ngapi, uJesu wathi, ngakhetha, abalitshumi lambili benu, futhi, omunye wenu nguDeveni, futhi, kulabalitshumi lanye abamileyo, lapho, phakathi kwenkulungwane, eziphindwe ngezinkulungwane, itshumi lanye, limile lapho, oh, minabo, befunzelelwe. Sibili, lumfazi omncinyane lapho efundelelwa, wangena ekwenzeni, wakumele enze olunye ulutho, mayelana ngakho, wakumele atshele omnye umuntu, futhi wonke umphefumulo oqotho, othinta uKristu, kumele utshele omnye umuntu ngakho, uPetro, lapho emamukela, njengokutsho kwelizwi lakhe, lobo busuku elwandle, wambona phandle le, wayese, kumbe, lelo langa, babe gola inhlanzi, ubusuku bonke, futhi, babe ngabambanga lutho, bahudula, amambule, emuva, laphambili, leso isikhathi esidanisayo, nxa umuntu engumgoli wenhlanzi, wahudula amambule, ubusuku bonke, futhi, wayengumgoli wenhlanzi, laye, ubaba wakhe, wayengumgoli wenhlanzi, waye kulelo chibi, okwempilo yakhe yonke, labazali bakhe, labogogo, lokhulu wakhe, bavela kulelo chibi, futhi wayesazi, lapho inyanga, ikondile, lalapho, okuvumuzela umoya, lazo zonke izibonakaliso, waye golela inhlanzi, ukuphila, ngakho, waye gole inhlanzi, ubusuku bonke, futhi, engatholanga lutho khonake basebethola ukuthi usuku olulandelayo ukuthi bathi umprofeti wayeza kukhuluma phansi ekhunjini futhi ngiyacabanga phandle kwezindlu zabo ezincane kwaphuma abafazi abancane lokunjalo besiza besehla ukuzomuzwa amaqhubu aba makhulu kakhulu emaceleni okhunji kwafanela ukuba aboleke lumkhumbi futhi Lo mkhumbi kaPetro ukuphuma futhi begezise amambule abo futhi ngitsho lenhlanzi eyodwa bawaphosela khona phezulu le babedanile futhi kwesinye isikhathi kuleso sikhatshana esidanisayo nxa ungakhangela kulapho abuya khona kodwa ungabi impumputhe kakhulu ukungakuboni bona lapho ubona yonke into isenzakala ngendlela okuyiyo emhlabeni lamuhla ungesabi Bona, ungesabi, nje kumbula, watembisa, ukubuya kuwe. Futhi, manje, nanzelela, lapho esiza, watshela uPetro wathi, manje, yana enzikini, kona, futhi wehlise, ukuze, ukukhule. UPetro wathi, mhlawumbe, angikaze ngibone okunje, kusenzakala, ngaphambilini, ngangikwazi, ngagola inhlanzi, impilo yami yonke lapha, iziboniso, sisanda nje ukuqeda, ukugola inhlanzi, usuku bonke, kulawo manzi, afanayo, futhi, khonake, kodwa akula lutho, gasika thathi lutho, kodwa, ngokutsho kwalizwi lakho, Nkosi, nanko lapho, Ngiza kwehlisa phansi imbule. Ilizwi lakho. Ungabe uhambe kuso sonke isibhedlela. Mfowe tuki. Bengabe besitsho ukuthi uzakufa. Bengabe besithi. Dade. Lokhu. Lokuyana. Kumbe okunye. Kangila ndaba. Na lokho abakutshoyo. Elizwini lakho. Nkosi. Ngiza phosela phansi imbule. Lapho ebona ilizwi lelo liqiniswa lapho uJesu emtshela enye into wakholwa futhi waphosela phansi lelo mbule emanzini lapho okwakungela nhlanzi khona kodwa nga uNkulunkulu etsho njalo waye ngabeka inhlanzi khonapho njengokufanayo lapho ebeka amanzi ezibhakabhakeni engabeka ukusila emzimbeni wakho angilandaba nga kungela lutho lapho methembe ukuvusa ensukwini zokucina elizwini lakho Nkosi ngizakwehlisa phansi imbule wafunzelela lo mgoli wenhlanzi waze wathiya inhlanzi lakho konke futhi walandela uJesu kwakuyimfunzelelo lapho emthatha elizwini lakhe khona-ke kuyini akwenzayo awu wathi ngiyakubonga wena Nkosi ngokudla okumnandi okwenhlanzi wathi thiya imbule lakho lilodwa kusukela lapha kusiya phambili uza kubamba abantu umpostoli wangena ekwenzeni ekugcineni ekupheleni komgwaqo lapho babesiya ukumbethela ukumbulala futhi wagijima waphuma edolobheni futhi emgaqweni ephuma njengoba imbali isitshela wayebaleka le mpilo yakhe ephuma phandle kwedolobho futhi wahlangana loJesu esephenduka wathi uya ngaphi wena Simoni kumbe uSimoni wathi kuye uya ngaphi wena Nkosi wathi sengibuyela edolobheni ukuyabethelwa njalo uSimoni wachibilika uthi wabuyela emuva uthi lapho bemthola wathi ungavayamphanyeka esiphambanweni wathi lingangi lengisi njengalokho lengisani ikhanda lami phansi lenyawo zami phezulu wayefunzelelwa lapho ebona uJesu evuswa kwabafileyo wafunzelelwa ngokufa kwakhe wafunzelelwa loba yini wangena ekwenzeni ukufa kwakungeke ngitsho kukumise ukubethelwa kwakungeke kukumise wafunzelelwa nguJesu impukuthe isilisiwe bamtshela ukuthi athule kodwa wasakaza udumo lwakhe yonke indawo abantu bakhe bathi manje abapristi bathi manje ngaloba ngubani ehamba futhi ayongena kuleyo mvuselelo baza kuya nje bathathe amaphepha abo ebandla yikho kuphela futhi ubaba lomama babekwesaba lokho bona ngakho bathi babuya bathi wathola kanjani lumfana ukubona kwakhe wathi usekhulile kuzeni babesesaba kodwa lo owasiliswayo wafunzelelwa amen wathi lumuntu uyisoni nikeza udumo kuNkulunkulu akasazi lapho lumuntu wavela khona akala zincwadi kasisebenzelani laye nasilani lokwenza kanye laye nasikwazi lapho wavela khona siyakwazi uyisoni futhi esivela kudeveli lumuntu wayelempendulo enhle kibo wathi manje eyinto emangalisayo wathi manje ifanele libe ngabakhokheli belizwe futhi leyo ndoda ingiphe ukubona kwami futhi kanjalo linakalazi lapho avela khona wathi manje loba uyisoni kumbe hatshi angeke ngilitshele lokho kodwa into eyodwa engiyaziyo lapho bengiyisiphofu sengibona khathesi wayefunzelelwe akazange abe le ndaba ukuma phambi kwabapristi kumbe olunye ulutho wayefunzelelwe abazali bakhe loba isimangaliso endodaneni yabo kasizange sibafunzelele kodwa kwamfunzelela abantu ePentecosti njengoba ngitshilo usuku obedluleyo kanye lepolisi yabo yempilo elaphakade lapho besiya phezulu ukuhola eyabo inzuzo kuyo nanzelela lapho befunzelelwe babengcwele behlonipha phambi kwankulunkulu babemboze ubuso babo ezintweni zomhlaba futhi le nyawo zabo ngokuzithoba futhi lapho besizwa amandla kankulunkulu ebuya njengokwathenjiswa ngujoweli njengokwathenjiswa ngabaprofethi njengokwathenjiswa ngujesu lindani phezulu le edolobheni lejerusalema lize ligcwaliswe ngamandla avela phezulu masinya lapho lo uNkulunkulu ebuntwini bukamoya ongcwele wehla phansi phezu kwabo bafunzelelwa ngabazange babe le ndaba ukuthi bangaki abantu ababahleka phandle ezitaladeni baphuma bedayizela njengabantu abadakiweyo Ubabe funzelelwa ngumoya ongcwele. Ungafunzelelwa lawe. Bama bekondile. Ukhangeleni akazange ahambe inxa zonke esitsho okwemvuma nkolo ethile. Wabuyela eqonde ngemuva khona elizwini futhi wathi, Dina, madoda eJerusalema, lina elihlala eJudiya, makuthi lokhu kwaziwe yini futhi lilalele amazwi ami. Laba kabadakwanga njengelikucabangayo. Sibona kulihola lesithathu losuku kodwa lokhu yilokho okwakhulunywa ngumprofeti Joweli futhi kuzakwenzakala ensukwini zokugcina utsho uNkulunkulu ngizathulula umoya wami phezu kwenyama yonke babefunzelelwa ilizwi elizwini ukufanele kusenze thina indlela efanayo bangena ekwenzeni yebo lapho isithembiso sakhe sagcwaliswa lapho ebona ukuthi uJesu wabathembisa ukuthi wayezathumela isithembiso sikaBaba phezu kwabo Luka 24:49 khangelani ngithumela isithembiso sikaBaba wami phezu kwenu kodwa hlalani lina ukuhlala akutsho ukuthi khuleka kutsho ukuthi linda hlala kutsho ukuthi linda lindani phezulu lapho edolobheni laseJerusalema lize ligcwaliswe ngamandla avela phezulu futhi lapho le imfunzelelo kamoya ongcwele ibashaya yabagcwalisa balibona ilizwi uJesu alithembisayo ligcwaliseka manje angazi nxa kuzathatha imfunzelelo efanayo kithi limini ukuba singabona lokho akuthembisayo ukukwenza ensukwini zokucina ukugcwaliseka luhlobo bani lwemfunzelelo okuzasipha ini konke esikubonileyo kusenziwa kulezi nsuku zokucina kumele kusibeke ekwenzeni kufanele kusibeke sibili kanye ngokuhlonipha nokuzehlisa kunelathunzi lokuthandabuza isitsho esenziwa iminyaka engamashumi amathathu edluleyo mayelana ngensika yomlilo leyo amakhamera ayithathayo ikhamera yenu yeTexas yakubamba kungasikude ukuhlola kwezesayensi yakuphosela kuyo yonke inhlobo yokucubungula lokho ababengakuthola nge-FBI futhi yathatha eTexas yenzelwa owaseTexas lapho ubona isiboniso kangeke kwaliwe kuliqiniso kodwa ungalikholwa ilizwi lelo elilandela isiboniso sifakazelwe ngokwezesayensi manje ngolunye usuku lapho uJesu ephenduka futhi abambe abantu yonke indlela abayiyo kuzakwaziwa futhi nanzelela insika yomlilo kufanele isibeke ekusebenzeni lapho insika yomlilo iqinisa isithembiso sayo sensuku zokucina uJesu wathi ngivela kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu futhi lokho ayeza kwenza ensukwini zokucina futhi nami elapha konke ngokwezesayensi lokomoya elizwini ekufakazela ukuthi wabuya evela kuNkulunkulu futhi lokho ekhubeka engofanayo lokho enguNkulunkulu ngoba isithembiso ensukwini zokucina kufanele kusibeke ekwenzeni iziboniso zokubuya ziseduzane uJesu wathi njengoba kwakuyikho eSodoma ngaphambi nje umhlaba ungakatshiswa umhlaba wabezizwe lokhu kwakuzaphenduka kufanele kusifundzelele futhi kusibeke ekwenzeni lathi lapho sibona ilizwi ligcwaliseka lelo alithembisayo kufanele kusibeke ekwenzeni thina njengomprofeti sibonile impumela yenhlanganiso zamasonto aziphakamisayo ngokwabo elahlekelwa indawo yawo ngifuna lokho kuthambe ngokujulileyo ngoba ngingezake ngiphinde ngikhulume kini futhi kodwa madoda labafazi ake ngitsho lokhu futhi ngikhulume kini ngikhululekile limini ebizweni likaJesu Kristu amadoda lawo abacabanga kuhle amadoda lawo abangazikhukhumeziyo abakhatshana kakhulu loNkulunkulu ngemikhuba ukuthi babone ibandla lePentecostal libone amaBaptist Methodist lamaPresbyterian libone ibandla leKatolika lilahlekelwa indawo yalo uNkulunkulu belahlekelwa ikubambelela kwabo elizwini lapho bevumela izivuma kholo ngabuzisiso umpristi kungasikude uthi wathi kini wathi ngani ni wangibuza ngento ethile lezinto lezi wathi awu ibandla lekatolika lalivame ukukwenza lokho ngathi nini ibandla lekatolika lalingayisiyo inhlanganiso okweminyaka engamakhulu amathathu emva kokufa kompostoli wokucina wathi wathi uzama ukukhetha indaba yakho ngebhayibhili ngathi yilo ilizwi yena wathi unkulunkulu usebandleni lakhe ngathi unkulunkulu uselizwini lakhe enye into yonke ibe ngamanga futhi eyakhe iqiniso futhi wathi awu lelo libhuku nje lelo amakatolika akuqala alibhalayo ngathi manje ke ngingumkatolika wakuqala ngikholwa lokho nje elakutshoyo kanye ngathi khona-ke wathi awu bona silibandla elikhulu manje ngathi manje-ke ulahleke ngaphi kuyini okwenzakalayo uba ibandla lakuqala laxotsha amadimoni futhi lafakaza ujesu engophilayo phezu komhlaba ngezibonakaliso zomoya lezimangaliso futhi lapha kule nkulungwane zabameli zonke inhlobo zabafazi abafileyo lamadoda afileyo layonke into besiba ngabameli ebhayibhilini upapa wakuqala wathi ukuthi kakula omunye omelayo phakathi kukankulunkulu lomuntu kodwa indodana uKristu Jesu ulahlekelwa yikubambelela kwakho elizwini lokuvumela isivumankolo lokuziphakamisa ngokukhuthazwa ngabantu ibabonile belahlekelwa yikubambelela kwabo kanye lomoya ongcwele sibonile amaphentekostali esenza into efanayo futhi liyakubona khona lapho bezihlela bayafa kakula ndlela yokubuyela emuva kakukaze kube khona futhi kakusoze kube khona unkulunkulu umelana lalinto kuyisoni sibili wathi ensukwini zokucina wayeza kuthi phumani phakathi kwabo bantu bami ukuze lingabambi izinto zabo ezingcolileyo futhi ngizalamukela njengo Uziya kuyini azama ukukwenza wazama ukuthatha indawo yesikhundla esigcotshiweyo isikhundla sikankulunkulu esigcotshiweyo uUziya wazama ukuzithathela lelo gunya ngoba wayeyindoda enkulu sibonile lezi nhlanganiso ezokuzenzela ziminyanisa yonke into lelo engunkulunkulu futhi zizama ukuthatha isikhundla sebandla ibandla eligcotshiweyo futhi ngezivumankolo sithole ukuthi zifile ekungakholweni futhi kazisoze ziphakame njalo bazafela esihonqweni sabalobulephero kanye labanye babo bona lapho ndoda indoda ecabangayo indoda ekholwa umbhalo ikubona lokho uba uzelwe ngunkulunkulu uyakubona unkulunkulu ebonakalisa ngokucacileyo into ukukufunzelela njengoba sitshumayelile ivili yonke lezinto ukuthi kuzakwenzani ukukhanga ukulalela ukuyakufunzelela ukubona lapho abahambe khona lalokho okwenzakeleyo munye lamunye wabo uba behlela elinye lizakwenza into efanayo kodwa akuyi kuba khona ezinye futhi hatshi bona sokuphelile khathesi sekuphuzile kakhulu khathesi balahlekelwe yikubamba kwabo ngokuvumela izivumankolo nemfundiso ezenziwe ngabantu bayesaba ukuza nje futhi bame ngakho bona njengo Uziya ezama ukuzithathela indawo yesikhundla esigcotshiweyo ngoba wayengumfo omkhulu umfo omkhulu futhi phakathi kwabantu bakankulunkulu kakula bafo abakhulu sonke singabantwana bakankulunkulu unkulunkulu osipha omunye wethu into eyodwa yokwenza futhi lenye into yokwenza lokho akusenzi sibe ngcono kulo munye umuntu kwenza nje unkulunkulu afune okuningi esandleni sakho yikho kuphela manje impumela yombono onjalo futhi sesivala siqale ukukhulekela abagulayo emzuzwaneni emilutshwane manje impumela yombono onjalo kuyini eyakwenzayo impumela kulumprofethi ngingazi ngomtshumayeli ngingazi ngomvangeli kumbe umelusi. Kangelani, loko umbono, waloku, okwenzileyo, laloko, akubonayo, laloku, okwenzakalayo, kuUziya, ozenzela okwakhe, futhike, lanxa, eyindoda enkulu, leyo uNkulunkulu, aye ihloniphile, into enkulu, bayibona ifile, yimpumela bani. Okwabalayo kumprofeti nanku lokho okwakwenzayo kwambangela ukuvuma ngokwakhe ukuba yisoni ngokuzihlanganisa kanye lokunjalo wavuma indoda yendebe ezingcolileyo futhi bengihlala phakathi kwabantu abalendebe ezingcolileyo ukumenza umprofeti hathi umtshumayeli umprofeti wavuma ukuthi wayengumuntu oyisoni ngoba wazihlanganisa kanye lokunjalo manje-ke kwasekusithini lapho evuma izono zakhe khona-ke kwasekusiza ukuhlanzwa oh kawungeke uhlanzeke esonweni sakho uze uvume ukuthi yisono uze unanzelele ukuthi yisono khona-ke kwasekusiza ukuhlanzwa wona masinya lapho esithi maye kimi ngoba amehlo ami abonile isiqiniseko sikaNkulunkulu omkhulu izingilosi abachisi abemihlatshelo zilapha futhi insika ziyanyikinyeka elizwini lazo futhi nanzi zilapha kulumbono ziphapha emuva laphambili wayebone enye into eqotho umbono wawusehle phansi wathi ngingumuntu wendebe ezingcolileyo futhi ngihlala phakathi kwabantu abangcolileyo wathi wakhalela isihawu futhi wazibiza isoni khona-ke kuyini okwenzakalayo elinye lamakherubhi laya elathini futhi lathatha udlawu futhi laphakamisa ilahle elivuthayo lalibeka esandleni salo lingasalithwali ngodlawu manje lathatha ilahle lalibeka esandleni salo futhi labuya lalibeka phezu kwendebe zomprofethi futhi lathi ububi bakho ububi kuyini ububi ububi yinto leyo oyaziyo ukuthi ayilunganga futhi ube ulokhu ubambelelekiyo lapho usazi izivumankolo zakho ukuthi azilunganga futhi ube ulokhu ubambelelekizo lobo ibubi kodwa lapho evuma ukuthi wayemubi kwaba lamandla ahlanzayo wathatha ilahle lomlilo linandelele ukuthi uNkulunkulu wenza njani siyabona ukuthi uNkulunkulu ubeka kanjani inceku zakhe ehlelweni futhi lalokho amlungisa ngakho ukuthi wayeza kwenza njani ezithobile ehlonipha futhi wazibeka ngokwakhe ekwenzeni khangela lapho ehlanza inceku akazange akwenze ngeseminari yabafundisi akazange akwenze ngenqumbi yamabhuku sathola lapha ukuthi uNkulunkulu uyahlanza inceku zakhe ngomlilo ilahle lomlilo lathinta umprofethi lahlanza indebe zakhe uNkulunkulu uyahlanza inceku zakhe ngomlilo wakhe ongcwele hathi ngamabhuku hathi ngemfundo isayensi zenkolo kodwa wahlanza inceku zakhe ngomlilo khona-ke khona masinya lapho esevumile futhi wahlanzwa manje-ke kwasekulandela ukuthunywa okokuqala kwakufanele avume manje-ke kwakufanele ahlanzwe futhi manje yikuthunywa kwakulapho-ke ukuthi u-Isaya owahlanzwayo wamemeza lapho esizwa ilizwi likaNkulunkulu wathi ngubani ozazihambela khangela emuva embalini lapho ubala lokhu lapho usiya ngekhaya kuyini okwenzakala ku-Israyeli wayefike efanayo ngaphi indawo esiyiyo babebize yonke imihlatshelo yabo lezinto zase zibe yimikhuba kibo kwakungela kuqiniseka kabazange bahloniphe ilizwi likaNkulunkulu yikho lapho uNkulunkulu avusa u-Isaya ukumtshela ukuthi imihlatshelo leyo yayinuka emakhaleni akhe akazange ayifune yayiyinhlamba kuye khona-ke Waye sengasafuni ulutho lokwenza ngabo futhi lapho uIsaya wahlanzwa futhi eselungele ukuyachumayela ivangeli ke futhi ilizwi likaNkulunkulu lathi manje kulesidingo lezi zinto kufanele ukuthi zikhulunywe futhi elinye ilizwi lathi komunye ingilosi ziphapha lathi ngubani oza zihambela Konani uIsaya ngenhliziyo ehlanzekileyo ihlanziwe yavuma yahlanzwa futhi yathunywa umbono wathi nangu mina ngilapha Nkosi ngithume nangu mina ngilapha ngithume uNkulunkulu thumela ingilosi zakho ezingcwele lamuhla fumana uIsaya wakho kwenye indawo umkhuleko wami kanye ngiyakutsho lokhu nje ngoba ngiyakwazi ukuthi ulapha lapho ilahlelo mlilo selithinte umprofeti lamenza wahlanzeka ngokuhlanzeka konke lapho ilizwi likaNkulunkulu lisithi ubani ozasihambela onake waphendula Nkosi ngilapha ngithume waye ngasesabi lapho ke elelizwi waye ngumprofeti ilizwi lalingeza kuye Yena waye konke ukungakholwa kwakhe lemikhuba yayingasekho waye ngama phambi kwaleso sikhathi semikhuba futhi abatshele imihlatshelo yenu yanuka emakhaleni kaNkulunkulu futhi uNkulunkulu lo elithi liyamkhonza uzalibhidliza yikho lokho akutshoyo uNkulunkulu elithi liyamkhonza uzalibhidliza futhi wakwenza wathi isiboniso wathi ngizalipha isiboniso esikhulu intombi emsulwa izakhulelwa uIsaya waloba izahluko ezingamachumi ayisithupha lesithupha ebhukwini lakhe futhi kulamabhuku angamachumi ayisithupha lesithupha eBhayibhelini uqala ngesiqalo sendalo futhi acine kumileniyamu njengalokho iBhayibheli lonke elikwenzayo lo mprofeti omkhulu kaNkulunkulu lo owayezimisele ukuvuma ukuthi yonke imikhuba yabo yayimibi futhi ayephansi lapho futhi ahlanze uthi-ke ilizwi likaNkulunkulu lalibuye kuye khona-ke wathi sengilungele ukuhamba Nkosi sengilungele ngizakhuluma lokho othi ngikukhulume ngizakutsho lokho othi ngikutsho Waye selungele ukuhamba uNkulunkulu letha indilosi njalo imini umoya ongcwele lomlilo futhi uhlanze inhliziyo zabafo wami yonke indawo mababe zimfundzelelo ezinjalo ukuze kuthi abanye babone futhi bethande ukulandela labo kasikhothamiseni amakhanda ethu ngokuthula Lapho ilahle lomlilo selithinte umprofeti limenza ahlanzeke ngokuhlanzeka konke Lapho ilizwi likaNkulunkulu lathi ngubani ozasihambela khona-ke waphendula Nkosi ngilapha ngithume ngokuthula khathesi sonke ndawonye khuluma Nkosi yami Kuluma, Nkosi yami. Kuluma, futhi ngizaphangisa ukukuphendula. Kuluma, Nkosi yami. Kuluma, Nkosi yami. Kuluma, futhi ngizaphendula. Nkosi, ngithume. Izigidi khathesi esonweni lasehlazweni ziyafa lalela ukukhala kwabo okulusizi lokubuhlungu phangisa mfowethu phangisa ekukhululweni kwabo phendula masinya Nkosi ngilapha mina khuluma Nkosi yami khuluma Nkosi yami Kuluma futhi ngizaphangisa ukukuphendula Kuluma Nkosi yami Kuluma Nkosi yami Kuluma futhi ngizaphendula Nkosi Make sivungameni ngokuthula. Masihleni siye ethempelini khathesi. Lalela ukukhala kwabo okulusizi lokubuhlungu. Oh mfowethu, woza kanye lami. Ngawusoze na. Phangisa mfowethu, phangisa ekukhululweni kwabo. Ngabazi inhlanganiso yesonto bani. Abangayingena kumbe ulutho. Phendula masinya Nkosi. Nilapha mina. Khuluma Nkosi yami. Khuluma Nkosi yami. Ngoyisaya likhona lapha. Futhi ngizaphangisa ukukuphendula. Khuluma Nkosi yami. Khuluma Nkosi yami. Khuluma futhi ngizaphendula. Nkosi ngithume. Ngingazi amakhanda enu ekhothanyisiwe, lenhliziyo zenu zikhothanyisiwe. Isaya ungaphi? Ungaphakamisa isandla sakho uthi uthi, Nkosi nangu mina ngilapha, ngithume. Sengilungele uNkulunkulu alibusise. Manje kutsho sibili amachumi ayisificamunwemunye amaphesenti abalaleli. Khuluma Nkosi yami. Khuluma futhi ngizaphendula. Nkosi ngithume. Khangelani bachumayeli lina eliphakamise isandla senu. Khangelani abesifazana benu odadewethu ihlazo bani. Khangelani amadoda ethu bacabanga kakhulu ngokwezinhlanganiso kulalokho abakwenzayo ngokwelizwi likaNkulunkulu uJesu Kristu ezitshengisela ngokwakhe phakathi kwabo. Futhi nje wona qathu umbhalo usobala futhi wazakaliswa futhi kanjalo-ke bazabambelela khona kiyo. Mfowethu, omunye umuntu uthi, awu bengingasoze ngibe lolutho ngini ukuthi baya bengingasoze ngibe le ndawo yokuhamba. Mfowethu, uba ngingadla amabhisikiti esoda uthi nginathe amanzi esifula, ngizahlala kanye lenkosi yami, uyimpilo yami, uyisinkwa sami. Ucabanga ukuthi ngenza lokhu ukuba ngahluli? Ngenza lokhu ngoba ngiyamthanda, ngoba ngikuthunywa kwami. Mana icele inxa zonke kanye laye, kanye lalelo lizwi. Oh, khuluma futhi ngizaphendula. Nkosi yethu Baba osezulwini, lapho umyuziki ukhala kamnandi makuthi wonke umuntu osebukhoneni bobuNkulunkulu, Nkosi abone ukuthi lesi yisikhathi sobizo, kuyisikhathi sokwehlukanisa, lapho ikhoba lengqoloyi kufanelwe kwahlukaniswe, lanxa ingqoloyi igoqelwe emakhobeni, kodwa khathesi sokuyisikhathi sokubizwa uphume ngokunye ukuphuma. Ngiyakhuleka Nkulunkulu njengokukhanya okukhulu kwendodana sekuvuthise uhlamvu lwezigaba zonke zempilo yaso kusukela esikhathini njengasekhanada khathesi, lapho ingqoloyi isanda kumila nje. Lelo langa elithisayo likantulikazi lingayibulala khathesi, kodwa kuzafanele ivuthwe ngokuhamba kwendlela imvelo eletha ngayo ilanga phezu kwayo. Yenza njalo indodana etshisayo phezu wemfundiso kaLuther, uWesley nabanye babo. Iyayitshisa kodwa ivuthisa ingqoloyi kufanele ukuthi ibisikhulile, Nkosi, ngokuba isiza nje phezulu. Kodwa khumbula zonke ingatsha zathenwa futhi isihlahla somlobokazi zabuya khona phakathi laphakathi. Ngizabuyisela njalo yonke iminyaka leyo umhogoyi, icimbi, isibungo esifanayo kuphela ezigabeni ezehlukeneyo okukudlileyo. Ngizakubuyisela, ukutsho iNkosi. Futhi uzakwenza, Nkosi, wakuthembisa. Ngiyakhuleka ukuthi uzakwenza kuyo yonke inhliziyo limini wanga bakho Nkosi yabanikela kuwe khathesi futhi ngingeza ke ngiphinde ngibabone nxa ngingaphenduka umnyaka kusukela lamuhla kulabanengi abahlezi lapha nxa ngisaphila kabayikuba khona akula kuthandabuza isiqhuku esingaka ngesikhathi esilandelayo ngihlangana labo kuza kuba sekwahlulelweni makuthi babone Inkosi makuthi bavule amehlo abo nxa kule futhi bebone wonke labo kumathefu Nkosi labo abalalele kulizwi lalesi sikhathi indimi eziningi ezehlukeneyo lanxa lungatolikelwa mabazwisise makuthi amadoda labafazi ezindlini ezincinyane futhi laphandle emaguswini amancinyane e-Afrika kanye laleyo mishina emincinyane lamachubhu endlebeni zabo makuthi bazwe Nkosi bezwe siphe khona umishinari wayeqondile kulokho akuchoyo kodwa lokhu yikufakaza okukhulu kulalokho ayelapho uselungele khathesi sizwe baba siyakunikeza konke kuwe ebizweni likaJesu Kristu indodana yakho futhi lasekubizeni umlobokazi wakhe amen manje mfowethu dadewethu siza kukhulekela abagulayo munye lamunye wenu ophakamise isandla sakhe angeke ngikuphe uba ngingakupha khona ngangiza kwenza ngeqiniso ngingehla khona phansi lapho futhi ngithi lapha uyakufuna ngiza kuba lakho sakusikho kwami ukukupha ngonkolonkolo othi unkolonkolo oza kupha nxa kulendlala enhlizweni yakho ngaphambi kokuba lobizo kokujulileyo kufanele kube lokujulileyo ukusabela kulolobizo ngaphambi kokuba lendalo kumele kube lomdali ukudala leyo ndalo uyakwazi kulenye into lapho oyifinyelelayo kufanele kube lenye into phandle le ukusabela kulolobizo kawungeke ukwamukele khathesi na ungakuvumeli kusifa ngiyacela lingakuvumeli uba ngingaphindi ngikubone njalo nganeno kokwahlulelwa ma ngikubone khonale ugeziwe njalo ulungisele umkhuleko wami manje uNkulunkulu kaAbrahama Isaka loJakobe owabonakala emhlabeni esimeni somuntu indodana kaNkulunkulu uJesu Kristu owahlupheka ngaphansi kukaPonti Pilato wabethelwa wangcwatshwa wavuka ngosuku lwesithathu futhi wenyukela ezulwini lapho asehlala khona esandleni sokunene somkhulu ethumela njalo umoya lo owawuphezu kwakhe obizo okuthiwa ngumoya ongcwele uNkulunkulu phezu esiza phezu kwabantu ukuba lobudlelwano ukuqhuba inkonzo leyo eyayiqhutshwa bona phakathi kwalowo mzimba oyinkazimulo kaKristu njengokuthi ukubuya njengendlela iphiramidi ebunjwe ngayo njengalokho ilitshele enhloko lalingakaze ifakwe phezu kwayo ngani lalahlwa manje usehla phansi ibandla liqhubeke lisiza ukuba ingcosana selibuye khona phezulu manje zonke izikhathi zebandla zaze zaphela kumele linciphiswe lelo litshe kumele likwane phakathi liqondile inkonzo eyayikuJesu Kristu kufanele ibe sebandleni lakhe ukwenza uKristu abuye esenzela ibandla ukuphakamisela isikhathi sonke ukumletha ukuphumela phandle njengengqoloyi ingqoloyi kufanele ibuye indlela yonke emuva lapho iqala ukuvuthwa kusukela ehlambini lapho eyabolela khona yafa futhi yamila futhi yaqhubeka iphuma ivela etshanini usiya kwenye into ungeke ubuyele etshanini ungakhombi emuva etshanini ungakhombi emuva kulokhu ungakhombeli ngemuva kuso isithungo uya uze ufike engqoloyini futhi ingqoloyi kumele ibe luhlobo olufanayo lwengqoloyi eyangena emhlabathini lapho isivuthiwe uJesu ovusiwe kwabafileyo usevuthiwe khathesi futhi usevuthiwe ebandleni lakhe kudlula ekulungisisweni ukungcweliswa ubhabhathizo lomoya ongcwele kudlula kulaba abaguquli ensukwini zakuqala khathesi nangu usemhlabeni lamuhla ebantwini bakhe mkholweni ulapha ukuze nje enelise ukumbona lingaba lingazani makuthi uNkulunkulu wezulu ahloniphe lokho engikukhulumileyo mayelana ngayo manje ngifuna lina kubalaleli ngiyacela makungabilo muntu ozaphuma phanje njalo panini nje uNkulunkulu wasezulwini lokhu kuhlonipha okungaka ukuhlala nje okwesikhatshana kathesi lingahamba hambi makuthi wonke umuntu phakathi lapha lowo ogulayo kumbe olesidingo phakamisa isandla sakho kumbe hoba ukulungile ngiyabonga manje kangazi ngiyamazi umfowethu Khipha ohlezi khona lapha ngimnanzelele nje imizuzu emilutshwane edluleyo ngineqiniso ngiyacabanga ukuthi nguye lo umfowethu King ohlezi lapho wasekela umhlangano wami wokugcina lapha umfowethu King angeke ngikutsho lokho engifuna ukukutsho kodwa uyazi ngiyakwazi lokho engifuna ukukutsho ukukade usesigayweni umfowethu omncinyane uNkulunkulu abe lesihawu kuwe abanye kangazi lokho engibona uPat Tyler ehlezi lapha ngicabanga yiyo indoda kuphela esakhiweni kumbe owesifazana kuphela okunye engikwaziyo yileyi indoda Pat Tyler ohlezi lapha kholwa khathesi futhi nxa ngiyinceku kaNkulunkulu futhi nxa uNkulunkulu elapha futhi abonakalisa ilizwi lakhe ukuba liqiniso khona-ke makuthi uNkulunkulu wasezulwini owavusa indodana yakhe uJesu Kristu owenza lezi izithembiso akubonakalise ngawe ukuthi ngikhulume iqiniso angakwenza kanjani hathi ngokubuya egqoke irogwe lendevu kodwa impilo yakhe ngilivini lina lizingatsha impilo esevinini isegatsheni imisebenzi engiyenzayo lizayenza lani futhi wakuthembisa khona kulolu suku lapho ugatsha olulandelayo lusiza silezingatsha eziningi eziqhunyelweyo sibili lozaletha isithelo kodwa hathi uhlobo lolu lwesithelo oh hathi ngabona isihlahla ephoenix kungasikude sasilezithelo phose eziyisificaminwembili kumbe eziyisificamunwemunye kuso umfowethu John Sharid waye ngumnikazi waso ngathi ihlobo bani lwesihlahla lolu wathi isihlahla se-olenji mfowethu Branham ngani ngathi kulamalemoni lama-grapefruit lethanjelo lamathanjelini futhi wathi yebo konke izithelo zesitrasi wathi ngaziqhumela phakathi lapho oh ngathi ngiyabona manje umnyaka olandelayo kuza kuba konke kungama-olenji wathi oh hathi hathi umnyaka ozayo ilemoni liza kuba lilemoni i-grapefruit liza kuba li-grapefruit ngathi kuvela kulelo vini elifanayo kuvela kwelifanayo lelo kuvela kuleso sihlahla se-olenji wathi yebo zonke izithelo zesitrasi mfowethu Branham ukuzaphila ngesithelo sesitrasi khona-ke ngezwa inyembezi zisehla ezihlathini zami ngathi nkosi Jesu ngiyakwazi lokho okutshoyo manje nanko lapho lezi nhlanganiso zamasonto ziziqhumele phakathi ngokwazo kodwa zithela izithelo zenhlanganiso zamasonto lalelani kuba lolo gatsha sibili lungathela ivini leqiniso lilethe olunye ugatsha luza kube lungolwasekuqaleni kukholwe Bonga inkosi ukuthi ukuthembise njani khathesi wonke umuntu ngokuhlonipha sibili ngiza kuma lapha nje futhi ngicele inkosi uJesu lesi yisipho siyini isipho ukuthi nxa lokho ngingasusa ukucabanga kwami nxa ngingasusa impilo yami ikimi ukuphila kwami kwemvelo umphefumulo wami lo nguWilliam Branham nxa ngingamsusa phandle kwendlela uNkulunkulu uzasebenzisa umoya umzimba ukukhuluma makuthi umoya ongcwele ubuye khathesi inkosi ukuthi babone abantu ukuthi umoya ongcwele ubonakalisweyo ulapha isipho sokuzisusa ngokwakho indlela wonke umuntu ngokuhlonipha sibili hlalani lithule indoda nje ihlezi phandle lapha manje ngifuna lina lonke liphakamise amakhanda enu futhi likhangele okomzuzu liyabona lokho khona lapha kule indoda ukukhanya ukukhanya okulibala lwethanga okuvuthayo kungathi kuzungeza nje bangaki ababona umfanekiso wakho wathathwa lapha eHouston yabona useWashington DC yonke indawo emhlabeni isimo sikamoya kuphela esake sathathwa umfanekiso emhlabeni wonke nanku khona lapha bona lapha kathesi ngithatha wonke umoya phakathi lapha ngaphansi ngokubusa kwami ebizweni likaJesu Kristu indoda ibulawa luhlupho lwamandla empinjeni wakhe kangimazi kangikaze ngimbone empilweni yami kodwa lelo liqiniso akunjalo na mnumzana liyakholwa kathesi indoda engemuva le uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzakwenza kwaziwe kimi mayelana ngawe ungumnumzana ho yilo ibizo lakho ngayisikho na kulungile mnumzana sekuphelile kathesi ukholo lwakho luyakuphilisa ngingabiza umzila womkhuleko futhi ngibalethe phezulu kuplatform ngakula sidingo sakho ngasithatheni eyinye yaleyi mizila lapha kwenye indawo lapha qalisela khona lapha nansi inkazana encinyane ihlezi lapha khangela ngapha sithanda kungaba kungela lutho olubi ngawe kangazi kodwa wothi nje kulomzila wokukhulekela usiza phezulu lapha akasikwehliseni phansi lapha khangela lapha sithanda khangela kumfo wethu uBranham ensukwini lapho uJesu elapha emhlabeni yebo uyagula uyagula kakhulu sibili lo mntwana laphana yebo mnumzana uba uJesu wayelapha waye ngakutshela lokho okwakukubi ngawe waye ngasoze na uyakholwa yini ukuthi uJesu wathumela umfo wethu uBranham ukukwenza uba ngingakutshela lokho okubi ngawe uyakholwa ukuthi uza kusilisa ngumkhuhlane wethukela lowo mntwana omncinyane akula ndlela emhlabeni kuye ukuthi asiliswe phandle kukaNkulunkulu uyakholwa sithandwa manje inini elihlezi eceleni lelo eliphakamise isandla phezulu lo ngumama umntwana kunjalo beka isandla sakho phezu kwakhe shade wethu kholwa kathesi uNkulunkulu waletha lo mntwana kuwe makuthi inkosi imuphe ukusila leli nini elilandelayo elihlezi eceleni kukamama lapho khangela lapha kimi nini uyangikholwa ukuba inceku yakhe inceku kaNkulunkulu uba uNkulunkulu engangitshela enye into empilweni yakho kumbe lokho okufunayo uba ugula kumbe kawuguli kumbe loba yini okuyikho uba uNkulunkulu engangitshela izifiso zakho uzakholwa na kumbe enye into enjengalokho kangazi lokho azakwenza ungakukholwa khona uyazi kuzamele kube nguJesu Kristu ukhatshana sibili lami ukungeke ungithinte loba uba ukungakwenza ngoba uba ungithintile bekuzafanele kube ngokwenyama kumele uthinte umoya umoya nguKristu ungumpristi omkhulu kathesi iBhayibheli lithi lowo ongathintwa ngemizwa yobuthakathaka bethu uyagula nawe uyakholwa ukuthi uNkulunkulu engangitshela ukuthi uhlupho lwakho luyini ubulawa luhlupho lomhlana lomfutho wegazi futhi ulomfutho wegazi futhi ulohlupho lwenhliziyo lokhu yikho kanye uba kuyikho phakamisa isandla sakho kunjalo uyakholwa kathesi wenaki ongano yakho imsingathile lapho inini ngalindlela khangela ngapha uya angazakali kuwe uyangikholwa ukuba ngiyinceku yakhe na uyangikholwa ukuthi lokho engikukhulumileyo kuliqiniso ukuthi ngikutshele iqiniso uyakholwa ukuthi uNkulunkulu engambula kimi uhlupho lwakho loba kuyini wa loba yini okuyikho uyakholwa angakwembula akusiyonto sibili leyo ofuna ikhulekelo ulekhadi lokukhulekelwa uyabona esandleni sakho ngokuqala olekhadi lokukhulekelwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu engangitshela lokho okuthathele khona ikhadi lokukhulekelwa ngokwendoda yakho uyakholwa ukuthi uNkulunkulu engangitshela lokho okubi ngendoda yakho uba uNkulunkulu engamthindi uza kufa kule mvukuzane futhi ulohlupho lwamaphawu kunjalo kayisikho na phakamisa isandla sakho uba lokho kunjalo uba ungakholwa abanye babo bonke bazakholwa engasiliswa leyo ndoda ehlezi eceleni kwakho uyangikholwa ukuba yinceku yakhe nomzana uba uNkulunkulu engambula kini ukuthi uhlupho lwakho luyini uzakholwa ke na ngenhliziyo yakho yonke ubulawa luhlupho lwenhliziyo kunjalo uba kunjalo phakamisa isandla sakho kulungile inina linyikinye ikhanda lalo nje futhi laye ngokwakhe njengalokho ehlezi eceleni kwakho uyakholwa ukuthi uNkulunkulu engangitshela lokho okuyinhliziyo yakho kumbe enye into oyifisayo enhliziyweni yakho kumbe enye into kumbe enye into ukhulekela omunye umuntu uyakholwa uNkulunkulu engakwambula kini lapho ugcobo lisaselapha futhi singakubona khona futhi sibone kumele kube yinto eqotho uyambula imfihlo zenhliziyo ukutshela lokho njengoJesu watshela umfazi emthonjeni manje lawe uyagula njalo ubulawa luhlupho lomhlalo olwakho lusemhlana wakho phakamisa isandla sakho uba lokho kuyikho manje inina eliseceleni kwakhe elikhalayo olesikhwama semali esikhwameni sakho olesigqoko esiluhlaza okwesibhakabhaka inwele ezimnyama okhulupheleyo khangela kimi uyangikholwa ukuba yinceku kaNkulunkulu khangela lapha bona usemzileni ophambili ngingakuthinta kalula ngosizo lukaNkulunkulu uyakholwa na ukuthi uNkulunkulu engangitshela ukuthi uhlupho lwakho luyini njengalokho owawuyikho emzileni wokukhulekelwa uyakholwa ukuthi lokho kungaba njalo kusukela lapha uyakholwa kulo mfutho wegazi ohlutshwa yiwo kunjalo phakamisa isandla sakho kulungile uyakholwa futhi ungasiliswa inina eliseceleni kwakhe kuyini okucabangayo dadewethu kangela ngapha yimi uyangikholwa ukuba ngumprofethi kaNkulunkulu kumbe inceku yakhe uyakwenza lokho kanye ngenhliziyo yakho yonke uyakholwa uNkulunkulu engachasisa kini njengomfazi emthonjeni lapho uJesu futhi lo mfazi beza ndawonye lokho kungangitshela ukuthi uhlupho lwakho luyini uyakholwa kungakusiza na kungakusiza ukuthi ukholwe khangela oh kulento enzima indodana umfana futhi lomfana ulohlupho lokuqhuqa kwengqondo ungekhaya kunjalo kuba kunjalo phakamisa isandla sakho holwa ngenhliziyo yakho yonke umfana uzasila uyakholwa inina elilandelayo lapho uyakholwa dadewethu ngenhliziyo yakho yonke uyangikholwa ukuba ngumprofethi wakhe inceku yakhe uyakholwa kuJesu Kristu ngesipho nje leso isiprofetho isipho liyazi isipho sikaNkulunkulu sigcotshiwe kusukela emuva ngaphambi komhlaba ungakaqalisi sasimele ukuthi sigcotshelwe lolu suku ngawula ndlela yokwazi ukuthi yini okuyikuyini uNkulunkulu uyakubonakalisa futhi achasise ilizwi lakhe uyakholwa lokho ukuba kunjalo lokho okuzileyo uyakholwa ukuthi ninga ngingakutshela lokho okubi uyakwazi uyabe kungayisindi uyabe kumele kube ngomunye ilizwi lami nje kodwa omunye umuntu olisebenzisayo njengemicrophone leyi ithule ukuze kuthi enye into ikhulume kuyo kasazani bona ngilahlekelwe yithi nangu lapha yebo mnumzana inina elihlutshwa yisimo sokuswela igazi emzimbeni kusegazini lakhe uba lokho kunjalo phakamisa isandla sakho nina kunjalo ukukhulekela futhi lumfo omncinyane osekucineni leyo yindodana yakho encinyane ehlezi laphaya ekucineni uba kunjalo sunguza isandla sakho uba uNkulunkulu engangitshela lokho okungabe kukubi ngendodana yakho ungakholwa ngenhliziyo yakho yonke ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kimi futhi lokho kunjalo ubulawa yisimo sokuqhuqa esibi kakhulu kunjalo lokho akuqondanga lokho yini konake beka isandla sakho phezu kwakhe futhi ukholwe ngenhliziyo yakho yonke futhi uzasila ngiyakukholomba ukuthi ukholwe icho kanje inkosi uNkulunkulu Texas uba ungafela esolweni uyafa ungela gazi lami kuwe kumbula igazi lakho lalikho phezu kwami nanto iqiniso lo uJesu Kristu ebonakaliswa imizila yomkhuleko loba ngapi ekhona holwa enkosini uJesu Kristu liyakwenza na lisuthisekile na lisuthisekile ngokugcweleyo ukuthi kumele kube nguJesu Kristu njengokutsho kwelizwi lesithembiso lolu suku phakamisani izandla zenu wonke umuntu osuthisekileyo ngokugcweleyo ukuthi kuyinkosi uJesu Kristu amen. UNkulunkulu alibusise. Ngiyazi lafundiswa, lafundiswa munye lamunye wenu enye into uthi ngiyabona kuyikugcotshwa kakhulu kungakuzunguza yonke indawo khathesi. Bona lafundiswa ukuthi kufanele libeke izandla kwabagulayo lo ngumkhuba kulungile uJesu wakuvumela kodwa kaumroma yikho lokho ebengizama ukukuletha yini livini kangifanelanga watsho umroma ukuthi uze ngaphansi kophahla lwami kuluma nje ilizwi. Bona uba omunye umuntu ebeka izandla phezu kwakho khona-ke umfowethu zibani bani babeka izandla phezu kwami udumo kuNkulunkulu ngizacela abachumayeli abakholwayo ukubuya lapha ngakho nje ukuya akusizandla zami yilokho uJesu akuchoyo bazabeka izandla kwabagulayo sizakhulekela abagulayo wonke umuntu bangaki abalamakhadi okukhulekelwa phandle esakhiweni lapho ngasiboneni izandla zenu yebo salithembisa manje silengxenye yehola ukulungisisa lokho ngizacela singakwenza njani lokho mfowethu Perry ungaba longakutsho kusukela kuleli cele lapha makuthi lowo umzila lapha phandle abalamakhadi okukhulekelwa basukume malungana lomduli phumani ngaleyo ndlela futhi lime malungana lomduli ukulungile mnumzana kuhle lokho manini ngale kuhlangothi loluyana futhi kusukela phakathi lapha kusukela manje lime epassageini bona lime nje epassageini laba abakuleli ipassage kumbe leyi iphakathi lapha manini phandle epassageini labo abakulelo cele manini kulelo cele labo abaphakathi lapha sukumani lapha phakathi kuleli cele futhi labo kulelo cele manini khonapho futhi nje lilandele imizila yenu lapho njengoba isiza kunjalo lokho baza kube bephansi lapho belilayela kulokho okokwenza ngiyabuza lokhu kulungile mfowethu Phela ngicela abachumayeli labo abakholwa uKristu ukuthi uKristu uzasilisa laba bantu abagulayo ngokubekwa kwezandla futhi elandele imilayo yakhe ngiyacela ukuthi libuye lapha futhi lime kanye lami uba likholwa lokhu ukuba liqiniso loba nguphi umchumayeli wevangeli uba ungumethodist baptist presbyterian lutheran umpristi wekatolika loba yini oyikho uba likholwa uJesu Kristu uyasilisa abagulayo futhi wasethuma abafundi bakhe ukubeka izandla kwabagulayo ekusilisweni kwabo lingabuya lapha manje hambani emuva futhi lilandele lizungeza bona bonke abasemzileni leyi khathesi hambani khona emuva futhi lithathe indawo zenu landela uzungeza leyo ndlela futhi-ke ubuyele khona emuva endaweni yakho njalo ngokuhleleka konke ngingazi bazalwane uba bekungcono sehlele phansi lapho ngicabanga ukuthi lelo licebo elihle manje kungcono ukuthiya leyi microfoni lapha makuthi Roy wena mana lapha kumicrofoni kumbe yebo kungcono wehle phansi kanye lami bona yebo kumbe ngaphandle ufuna ukuma lapha kulungile Roy wena mana lapha-ke kulungile manje uyahamba manje ngifuna makungabi lo muntu osukayo ngiyacela bona into leyi ebesiyikhulekela manje wena uthi mfowethu Branham kungani uletha bonke laba bachumayeli phezulu lapha ngizeza khona kanye labo kodwa ngibona lokho okuyikho balelungelo eleneleyo ukukhulekela abagulayo njengami kumbe loba ngubani ulalo njengalokho u-Ora Roberts kumbe loba yisiphi isikhundla saphezulu kwezokuthandaza kungelandaba ukuthi ngubani balelungelo eleneleyo ukukhulekela abagulayo njengo Petro, uJakobe, uJohane, uMateo, uMarko, uLuka, labanye babo bonke, ababelalo, bangabatshumayeli, ababizwe nguNkulunkulu. Kwenzakala ukuba ngibone ababili kumbe abathathu abafowethu phakathi lapho, labo engibaziyo ngokwami, labo abalenkonzo yokukhulekela abagulayo. Manje njengokuba lizifolisa lapha, ngifuna bangaki kuleli bandla abasuthiseke ngokugcweleyo ngenhliziyo zenu zonke ukuthi liyakholwa yikuthanda kukaNkulunkulu ukuba silisa bona abantu. Qiniso kunjalo, ngeqiniso yintando kaNkulunkulu ukuba silisa. Manje wasiliswa njani? Manje nxa wayelapha ngokwakhe, waye ngeke enze okwedlula lokho asekwenzile khona khathesi. Yakukhola lokho, lokho nje akwenzileyo khathesi yikho lokho ayezakwenza, ngoba ungofanayo izolo, lamuhla, lanininini. Bangaki abakwaziyo ukuthi uJohane ongcwele 519 uyakutsho lokhu, indodana ayingeke yenze ulutho ngokwayo? Bangaki abakwaziyo lokho? Kodwa lokho akubona ubaba ekwenza, lokho indodana iyakwenza. Uyakukhola lokho? Khonake uJesu akazange enze isimangaliso esisodwa kuze kuthi amtshengise ubaba ngombono lokho okokwenza. Lelo yilizwi lakhe ngokwakhe. Uba lokho kungenjalo, manje ke silahlekile sonke, kasikwazi lapho esikhona. Nankoke bona amazwi akhe akehluleki. Mkhangeleni ehamba esedlula ichibi leBethesda okwehola elilutshwane, mhlawumbe ihola phambi kwalokho. Lapha kwakulele amaxuku amaningi abagogekileyo, iziphofu, izikhuli, abachwapheneyo. Bangaki abakwaziyo ukuthi kuliqiniso? Futhi akazange athinte lamunye wabo, kukanti waye nguNkulunkulu wesihawu. Liyakholwa ukuthi waye lesihawu echiya lo mama, waye lo mntwana, waye lekhanda elikhulu elilamanzi, lowo baba omdala odubekayo oyisiphofu ebiza omunye umuntu ukumbeka emanzini lapho eyaluzwa uNkulunkulu wesihawu. Bona abantu kabakwazi lokho isihawu esiyikho, bayahlanganisa uthando ifiliyo kanye lothando iagapho, uluthando olubili ndawonye. Isihawu kuyinto efanayo, izifiso lesihawu kwahlukene. Kodwa khangela, waya endodeni eyayile mhlawumbe umkhuhlane we-prostate, kumbe mhlawumbe kwakungumkhuhlane wofuba kwakuvimbela. Waye selakho okwe kwakuyiminyaka engamachumi amathathu lasificaminwembili ayelalo elakho, kwakungasoze kumbulali. Futhi waya kuleyo ndoda futhi wathi, ungathanda ukuphiliswa? Bangaki abakwaziyo ukuthi kuliqiniso? Futhi wachiya abanye abalaleli bonke belele lapho. Aluba wenza lokho eBoemount lamuhla, oh minabo, ngakulalutho ekusilisweni nguNkulunkulu. Manje ke uyabona, bona ngabazwisisi uJesu ungofanayo izolo, lamuhla, lanininini. Kangenzi lutho ukuze kuthi ubaba angitshengise kuqala. Kodwa abantu abaningi balala nje esithunzini sakhe futhi basiliswa ngokholo lwabo. Umfazi omncinyane wabamba isembatho sakhe futhi waphiliswa. Bangaki abakwaziyo lokho? Ukusiliswa kusekelwe phezu kokholo lwakho, ukuzibonakalisa kukaNkulunkulu kusekelwe phezu kwesithembiso selizwi lakhe. Kodwa ukholo lwakho ekubonakalisweni kwakhe yilokho okukusilisayo. Uba ungenzi kungelandaba indoda engcwele kubo bonke emhlabeni wonke ingama lapha futhi ikhuleke usuku lonke, kungeke kwanceda lutho uze ukukholwe. Ugcizelela ngokwakho uJesu engabe emile lapha ngokwakhe emzimbeni wenyama, abeke izandla phezu kwakho futhi njalo ubungasoze usile. Bangaki abakwaziyo lokho? Imisebenzi yamandla eminingi wayengela kuyenza ngenxa yokungakholwa kwabo. Lowo ngumbhalo. Ngakho uyabona, lina elisemzileni wokukhulekelwa kufanele kube lukholo lwenu elizwini. Manje kuba ubona uNkulunkulu esenza lokho akwenzayo, khangela makuthi ngiphe ubufakazi obubodwa obuncinyane lapho lisalungiselela lalelisisani. Ubusuku bangemva kwayizolo kulomtshumayeli omncinyane lapha kwenye indawo, ngimbonile lapha isikhatshana esedlileyo umathini, bekulibizo lakhe ngiyakholwa ungomunye wabasekeli khona lapha phose phakathi kobusuku duze lakho omunye wangivusa ekamelweni lami umfo omncinyane ekhala umthumayeli omncinyane ingane yakhe yayisanda ukubhubha inyembezi zisehla ebusweni bakhe uthethuku phezulu ephakathi kwenye indawo lithini ibizo lalelo dolobho ahlala kilo iMissouri phezulu ngaphi lapho Wadel Missouri ngiyamazi umfana ngiyamazi umfo wabo lapha futhi bangabangane bami lomfo wethu wahamba phakathi lapho lenyembezi zisehla ezihlathini zakhe wathi mfo wethu Branham ngibize nje umkami ungibizile nje ingane yami encinyane ime ukuphefumula nje wabeka izandla zakhe phezu kwami wathi mfo wethu Branham ngiyakholwa ilizwi lenkosi likanye lawe oh engakwenza njani uNkulunkulu njengokuthi loba khathesi inkosi aluba kade ulapha umne wethu ubengasoze afe bona wayengavumi kimi wayevuma ilizwi lenkosi uyabona ukuthi bengichumayela iqiniso wathi ngiyakholwa ilizwi likaNkulunkulu likanye lawe umcele nje ingane yami izaphila phakathi kwemizuzu elithumi kusukela lapho ingane yakhe yayisiphefumula kahle iphilile manje indodana yami imile lapha kwenye indawo uBilly Paul wayephumile phandle ukuyakhuluma laye futhi ngangilapho ngigqoke izembatho zokulala futhi phose imizuzu emilutshwana edlulayo waphenduka wathi baba baba khangela lapha futhi umphimbo wakhe uvuvukile futhi ubomvu futhi lenkalakatha yemvimvinya imvimvinya eyayingaba phose mkulu kangaka wathi isayobe esikhulu esikhangeleka simnyama silecatha elibomvu phezu kwaso ngangimile lapho ngangikhuluma loJohn wathi sangiluma lapho futhi khangela lapho kuyavuvuka ngathi oh Billy umfelokazi omnyama mhlawumbe futhi ngathi khangela emphinjeni wakho ukuthi uvuvuke njani wabeka isandla sami lapho ngathi Nkosi Jesu kumizuzu elithumi sukela lapho kwakungasela ngitsho wawungeke ubone icatha ukuthi like laba khona bona kuyini bona omunye umuntu wabuya ngolunye usuku futhi wathi ehofisini futhi omunye wasehofisini wabuya wathi tshela umfo wethu uBranham ukuthi nje umntanami wathi ngiyakholwa nxa lokho ongakutsho kodwa bona angeke ngikutsho aze angitshele kodwa lapha ngilelizwi lithi lokhu lezi zibonakalise lizabalandela labo abakholwayo ubabebeka izandla zabo lezi kwabagulayo bazasila manje uNkulunkulu angeke enze izinto lezo futhi akuthiye umelapho kumele ukuthi ukholwe into efanayo kuzakwenzakala kuye kodwa kufanele ukukholwe khona hathi ukukhohlisa ngakho kufanele ukukholwe manje basikhulekeni kuqala sonke ndawonye ngifuna munye lamunye wenu lonke lapho abazalwane besima lapha kuleyi imicrophone ngiyaphansi lapho ukuze ngibeke izandla phezu kwabo nami ngabantu bami bangabami bazintanyezi emqheleni wami ngokufanayo abayikho emqheleni wakho bafowethu abangabachumayeli sengisiza lapho ngoba siyabathanda futhi bangabantwana bakaNkuluNkulu sesisiza ukuzoba siza manje ngasikhulekeni uNkosi Jesu indoda engatsho ukuthi ubukho bakho abukho lapha uzabe kulenye into ephambanisekileyo engqondweni njengendoda engayala ukwamukela ukukhanya omunye umuntu amtshele ilanga libalele uzagijima phansi endlini yangaphansi futhi avale umnyango futhi athi ngiyala ukukwamukela ngiyala ukukukholwa awu siza kuba kwazi Nkosi ukuthi enye into engqondweni iphambanisekile ngaleyo ndoda kuthi-ke wenza njalo indoda leyo iza kuvala izitsha zayo zesihawu ekukhanyeni ukwelizwi likaJesu Kristu ebonakaliswa uza kuthi kangikukholwa kulenye into kamoya ephambanisekileyo ngalindoda ngakho siyakwazi ukuthi ulapha baba kungela ukuthandabuza siyakukholwa siyabona amanyathelo akho siyabona impawu zakho sibona ilizwi lakho ngulamakhulu amileyo lapha ngulomzila wokukhulekelwa futhi lamadoda amahle kankulunkulu amileyo lapha amaqhawe amakhulu okholo ngiyehla phansi ukuyabeka amahlombe ami kanye lawabo nkosi lapho abantu laba abagulayo besedlula kulowumzila wokukhulekelwa makuthi ngamunye wabo abekwazi ukuthi kakusikho kudlula nje ngomunye umuntu baza ngaphansi kwesiphambano sesithembiso makuthi behambe besuka lapha besilisiwe behambe bethokoza baphilise batshele umalusi wabo makuthi lokho kubangele imvuselelo yesidala iqhamuke phansi kulezi zizwe nkosi letha imiphefumulo eminingi kuwe nkosi bangabakho basize basilise ngiyakhuleka ebizweni likaJesu Kristu ngifuna umuntu wonke khathesi ngamakhanda enu ekhothanyisiwe sikhuleka futhi ngifuna lapho li lalelani umzila wokukhulekelwa khathesi lapho lisedlula sengathi ungaphansi kwesiphambano kolwa ngakho konke okukuwe sukani lapha kulindawo lithokoza lithaba lisithi ngiyakubonga nkosi ngiyakukholwa ukusiliswa kwami futhi uba ungakholwa lokho khona-ke uzakuba ngcono uzihlalele phansi nje ngoba kakuyikusiza lutho ngifuna lonke ibandla wonke umuntu ukuthi nje litheleke ezulwini kanjalo ekukhoneni kukaKristu Nkosi Jesu zenze zaziwe ngokwakho kithi khathesi silisa abagulayo laba ungakwenza na mfowethu Borders lapho uhlabela kolwa kuphela Tia lokho lapha ngasikufuni yebo
Let's all sing together now as we pray for these that are coming through the line. Only believe. Everyone now believe.
Kholwa kuphela. Ngasiphakamiseni izandla zethu khathesi. Zonke izinto ziyenzeka. Kholwa kuphela. Manje kasikutsho njengalokhu. Khathesi. Ngiyakholwa. Oh, khathesi. Ngiyakholwa. Zonke izinto ziyenzeka. Khathesi. Ngiyakholwa. Khathesi. Ngiyakholwa. Oh, khathesi. Ngiyakholwa. Zonke izinto ziyenzeka. Oh, khathesi. Ngiyakholwa. Ngize ngihlangane lani njalo ngifuna ukuthiya iTexas ngibabona bona bememeza indumiso zikaNkulunkulu ngasiphakamiseni izandla zethu futhi siphe uNkulunkulu udumo sonke thina Nkosi Jesu siyakubonga ngokwelizwi lakho lokho osenzele khona ngiyakubonga ngokwenelisa ukukhuluma kulaba bantu abahle futhi Lokubona amandla akho lezi busiso phezu kwabo babusise nkosi mabazisise futhi makuthi umoya ongcwele asilise wonke umuntu futhi asindise wonke umuntu ukulolu suku lokugcina ngebizo likaJesu Kristu nkosi ngiyabaletha kuwe kube yizakhiso kumlobokazi ngoba bayakholwa ngomusa kaNkulunkulu